Wayengakwenza njani engela uNkulunkulu? Lokho kwakuzakuba ngokuqotho. Kwakungeke na? Kwakungeke kwenziwe inkosi ingekho. Kangiyikuchumayela kiyo yonke, kodwa ngicabange ukuthi ngingabamba enye into elesi sindo. Yazi, ngakho kungcono ngilungiselele, kodwa oh, bekulula sibili. Ngakho mhlawumbe kakula mibuzo eminingi kakhulu phakathi kwabantu, khona-ke, yimibuzo nje elula sibili, futhi lengekho nzima. Awu, ngiyathokoza ukuzama ukuyiphendula ngakho konke engikwenelisayo ngosizo lwenkosi. Futhi nxa udade Agenbright ekhona lobu busuku, dade Ruth, ngabe ukhona, dade Ruth, ngapha, ngile, oh yebo, ngile Kelly lapha, futhi, hachi, angilalo, awu, ngingalithola khona phandle lapha. Nganilayo ebhukwini lami elincinyane, futhi ngithiye ebhuku lami elincinyane ngekhaya. Manje, nga amapolisa, engibamba ngisiya ngekhaya, mfowethu Fleeman, ubuye ukungophula, tshela uBhili ngithiye ebhuku lami elincinyane ngekhaya, ngitshayela ngingela sithupha sokutshayela lobu busuku. Futhi ngicabange ukuthi bengilalo esikhwameni sami, ngintshintshe nje impahla, bengigijime ngangena limini. Bengiquma utshani khona ngokuphanyisa, futhi ngenze okokuchiya, futhi ngajaha, futhi ngangena phakathi. Ngintshintshe impahla, futhi ngagijima phansi lapha, futhi ngilethe isichazamazwi, kodwa lingasithola emva kwalokhu kuvela lapho. Ungezwa kubi ngaleyo ncwadi, nxa ngingakaze ngithole enye embi kulaleyo, leyo kungaba yincwadi enhle. Ibinhle, leyo ibinhle sibili. Ngilitshelile, bengingeke ngiyibale, kodwa ngibone sengiyithethe liyazi. Futhi bengingasenelisi nje ukuba ngibe ngiyibambile, ngimangele nje lokho okukhulumileyo. Futhi kwakukuhle kakhulu. Wabhala njengombalisi wesikolo afanele ukukubhala. Lokho bekukuhle, futhi ngiyakuthakazelela, futhi kuyakupha. Uyabona, ngiyathanda incwadi yomunye umuntu lo owaye owehlukana kancinyane lawe. Bona, nxa uhambisana isikhathi sonke, kungela muntu ongehlukana lawe. Uyakhunta, kumele ube ungathi wahlukile kancinyane, ukuze uzwisise futhi ugebhe ujule. Futhi uyangena nje kunjayelonye nxa ungakhangeli. Khona-ke uyangena enkathazweni. Lapho ukwenza lokho, kufanele nje ungathi uyaqhubeka uhamba usiya futhi uthole omunye umuntu oza kwehlukana lawe, futhi ufukuze insiba zakho kanye ngesikhatshana. Phetheya e-Afrika ngathola izilwane ezimbili ezincinyane, futhi bekuyizintwana ezincinyane, phose njengalokho, esilamatshatsha, esincinyane, isilwane esincane, isilwane esincinyane, isilwane esinsikazi esincinyane, futhi manje, zakhangeleka njengabantwana babomangoye. Zazizincinyane, njengalokho, ezincinyane, izinto ezincinyane, ezinhle kakhulu. Zazidlala nje. Futhi ngangizazileta eMelika, ngangizifake ekhejini yenyoni, ngangizakuzalazo, kodwa angizange ngithole loba yini ukuzihlaba, loba umuthi. Futhi babengangivumeli ngizilethe e-United States zingahlatshwanga kuqala. Futhi angenelisanga ukukuthola e-Afrika yonke, kodwa nxa wawufuna ukukwazi, loba wayisilwane kumbe hatshi, mtshaye emuva ngempama kancane, yalungiselela ukulwisa, futhi akwazise ukuthi uyisilwane. Ngakho lokho kungathi uyakwazisa lapho ayemi khona. Iyo indlela okufanele wenze ngayo kanye ngesikhathi, uyazi, sengathi lokufukuza insiba nyovane ukufumana. Kodwa manje kasizondi njengesilwane, siyakuthanda nje lokho abantu ukubuza imibuzo. Futhi imibuzo enjengaleyo, dade Ruth, mihle kakhulu kimi. Ngiyakuthanda lokho. Bona, kuluhlobo lwaleyo emibi engizonda ukuyithola, kodwa leyo lokho kwakukuhle. Manje sileminye emihle enyakazisayo, imibuzo nje ekhaya. Kulomtshumayeli emuva le ekamelweni elingemuva khona manje ungibuze wathi, abaprofethi ababili bakasambulo 11 bangabuya uhlithi olungakafiki na? Kumbe nje u-Israyeli engakathathwa? Futhi lani manje lolo lihlobo lwemibuzo leyo ekubophayo, kodwa limibuzo elula njengalokhu ilungile. Kodwa manje ngaphambi kokuba siqale, kasikhothamiseni amakhanda ethu ukuze sikhuleke. Baba, kuyananzelelwa ukuthi lapho ule minyaka elithumi lambili ubudala wafunyanwa ethempelini kanye lababhali lezazi uxoxisana kanye labo imibhalo. Futhi bamangala nje amadoda amadala, futhi befundisiwe kuhle emibhalweni. Futhi kunjalo bebona umfana omncinyane oweminyaka phose elithumi lambili ubudala esenelisa nje ukuphica nje ekuchasiseni kwemibhalo. Wawusemsebenzini kababa wakho, watsho kumama wakho, alikwazi yini ukuthi kumele ngibe semsebenzini kababa? Ukuchasisa imibhalo ngemitsho yawo ekamoya. Futhi manje siyakhuleka Nkosi ukuthi wena uyakwazi ukuthi sibuthakathaka lokuba buthakathaka kanjani enyameni lokuthi singaphansi kanjani kwamaphutha ukuthi uzakuba kanye lathi nje lobu busuku ngesimo sikamoya ongcwele futhi uzachasisa imibhalo kithi ngilindele futhi ngithembele kuwe futhi nxa ngingakwenza loba ngasiphi isikhathi ukuzama ukubeka imicabango yami kumbe ingcazelo kumbe enye into eyokuzifunela ukuzama ukukwenza kuzwakale njengalokho indlela ebengithathisa ukuthi kuyabe kuqondile vala umlomo wami Nkosi njengalokho ongawakwenza izilwane lapho zisiza kuDanieli wena ulokhu unguNkulunkulu ofanayo futhi makube ngokugcweleyo lapho sithembela kumoya ongcwele makuthi yena ambule nje lezi izinto kithi futhi-ke lapho ezikhuluma zenze zibe sobala kangako ukuthi lowo obuze umbuzo uzakwenelisa ukukwamukela futhi nxa kungaphendula ngokuphambene lalokho engihlezi ngikukholwa khona-ke makuthi inhliziyo yami ithokozelayo Nkosi ukwazi ukuthi ngithole into entsha futhi le ndlela enhle yenkosi ngoba wathi hlolani imibhalo ngoba kuyo licabanga ukuthi lile mpilo elaphakade futhi yona yiyo efakaza ngami manje emva kokufundisa kwalumbhalo khona ngeqiniso kungavusa imicabango eminingi lokunjalo futhi ngiyakhuleka Nkulunkulu manje ukuthi yonke imibuzo ikhangeleka imihle kangako futhi ibuzwe ngobumnene makuthi umoya ongcwele ngokuthambeka langobuhle ubaphendule ngoba sikucela ebizweni likaJesu lokwenkazimulo kaNkulunkulu lokokwakhiwa kwebandla lakhe ameni kulezikhathi eziningi lapho injongo zobuminamina kuloba yini konakalisa ukunambitheka kwayo futhi manje imibuzo emva kwalumbhalo ibuziwe manje nxa ngingenza ingathi ngitshaya ukhwelo nje kancinyane lobu busuku ngiphume izinyo futhi ngilifake phakathi futhi angeke ngichumayele ngiyaphuza lapho ngichumayela ngingalikhupha futhi ngiphosa ngitshaye ukhwelo unkosazana Billy Graham wakhuluma indaba ngaye ukuthi ukukhathazeka okukhulu ake ambona kwakuyikuba ekhuphe izinyo laphambili futhi walahlekelwa yilo futhi wayelohlelo lwethelevishini khonapho futhi wayengeke lalisepleyitini lamanye amazinyo awangemuva kilo futhi lapho ekhuluma watshaya ukhwelo ngezinyo lakhe futhi wathi wayephansi emadoleni akhe ekhuleka futhi eginqa imizuzu elithumi ngaphambi komsakazo wethelevishini futhi ekuqineni balithola lapho elaliwele khona liphuma ebhulugweni lakhe ezwaneni lwesicathulo sakhe omunye wabathola izikhwama ehoteleni walithola lelo zinyo lokufakela futhi unkosazana Graham wakukhuluma kuye futhi langangapha futhi-ke ngilithole esiqetshini esincinyane sephepha ngicabanga ukuthi ngilalo khona lapha ebhayibhelini lami futhi kungazathi ku lapho sisiba badala kancinyane futhi sesigugile liyazi futhi sesilahlekelwe yilokhu kukwenza kube kubi futhi-ke lapho ngiphandle lomfowethu Robertson emuva lapho futhi labo ngangiqupha ngokunye ukusa futhi ngacezula ucezukilo futhi ngase ngimele ngilise kudokotela ukulilungisisa ngakho inkosi ingezelele izibusiso zayo manje sizakuya manje ngizazama ukungena kuyo yonke yayo nxa ngingenelisa futhi mfowethu Tony ngomusa kaNkulunkulu ngithole ingcazelo ephutsheni lakho futhi yayimangalisa ngiyathokoza kakhulu ukubona lokho futhi ingcazelo enhle leyo engicabanga akufanelanga ngiyinike emphakathini lapha ngakho ngiza kunika ensitha nxa ukufuna ngaleyo ndlela wangibuza ngobunye ubusuku waba lephupho futhi angenelisanga ukumtshela lokho okwakuyikho ngaze ngahamba enkosini futhi ngakhuleka ngakho khona-ke inkosi yakwambula njalo kimi futhi yangitshela lokho ingcazelo eyayiyikho uyamangalisa futhi indaba ezinhle kuwe mfowethu Tony manje embuzweni wokuqala manje angazi nje ukuba ngiqalisele ngaphi kuqala ngoba yonke mihle kodwa manje kasizami ukuthatha isikhathi eside futhi mhlawumbe singayiqedisa ngesonto nxa singasoze siyiqede chasisa ukuthi kutshoni ngesijeziso esingapheliyo kuMathewu 25:46 kodwa yiwo umbuzo khona-ke umbuzo wesibili kodwa abantwana bombuso bazaphoselwa ebumnyameni obungaphandle ngabe lokho kuphosa kufane lokubaphosela ngaphandle kwengqondo kaNkulunkulu awu manje thatha umbuzo wakho wokuqala otholakala kuMathewu ongcwele esamathumi amabili isahluko 25 manje siza manje kangikaze ngiyitadishe leyi ngiyikhangele njengemuva le futhi ngazama nje ubungcono bami ukuyikhangela ngakho konke lokho engikwazi ngakho futhi eyami vulani lami emabhayibhilini enu lapho silitadisha. Manje bengifuna ukuthatha lokhu kusichaza amazwi sesiGriki njalo, ukuze lithole okwasekuqaleni kwakho. Futhi ngiyakuthanda lokho, ngakho khona-ke siza kuba lakho kokubili kokubili isiGriki lokunye. Futhi manje lokhu kuza kuba ngathi kuyaphuza nokutadisha, ngoba kufanele ngifinyelele futhi ngibambe imibhalo loba ngaphi nje engingayithola khona, futhi ngiyibeke endaweni yayo. Kulungile. Manje ukhona ofuna iBhayibheli lokutadisha ngalo? Nga ulifuna, phakamisa isandla sakho. Futhi thina ngicabanga silamathathu kumbe amani ngemuva lapha. Nga ufuna ukutadisha ngombhalo, kulungile mfowethu Cox, ungabuya lapha futhi ungilethele amaBhayibheli lawa. Futhi kuhle kuwe nxa ungenelisa ukuleli lodwa. Futhi nje wahambise nje khona phansi nxa ufuna ukukwenza lawo amaningi. Futhi loba ngubani ofuna elilodwa, phakamisa nje isandla sakho, umfana uzawaletha khona kuwe. Bona, futhi sifuna ukutadisha lokhu ndawonye. Futhi nje manje kulokhu kubala futhi izahluko zokucina, izahluko zokuqala eziyisikhombisa zebhuku lamaHebheru. Emva kokufundisa, yebo, umfana owehlisela waphansi lezi zifundo, umfowethu Mesa lomfowethu God ulayo, futhi manje uselungiselele ukuwakhupha esesimweni samabhuku, futhi balazo. Manje futhi kasila lutho olungabe luphalwe ngengxenye, sivele nje sakhwaya phezulu. Futhi ngicabanga ukuthi sebawethile futhi bathethe okuligugu kuvela futhi nje silolonga okuligugu okulutshwana nje kwamagugu ezimfundiso zamaHebheru. Umfowethu Mesa uza kuba lawo khona masinya, kudindiwe loba ngubani owafunayo. Manje lokhu phakathi lapha kuyaletha phakathi, awungeke wedlule nje ebandleni lokuvangela, leli libandla lokuvangela. Awungeke wedlule ngase imfundiso kungela kuvusa izinsolo lemicabango yabaningi babantu. Kumele ukwenze. Manje ngikhatshana lokuba ngumfundisi, hathi umchasisi weBhayibheli lakancane, kodwa kangizami ukukhuluma ulutho kumbe ukwenza loba yini. Kodwa kuqala ngibuza kumbe ngithola into yami enkulu ngakho. Wabuzwa ngumfowethu ubusuku obedluleyo, wathi, "Mfowethu Branham, umfowethu Stuart wake wathi ukuthi awungeke nje ubandezelwe ekhoneni loba ngaphi. Bona ukuthi uhlezi kulendlela yokubhoda ukuphuma kikho kumbe ukuya khatshana lakho." Ngathi, "Awu, isizathu salokho ngihlezi ngizama ukucabanga ngingakenzi lutho. Bona, futhi-ke nxa abantu bengangibuza khona-ke ngingabatshela lokho imicabango yami eyayiyikho. Bona, kodwa kuyikuthi nxa ungacabanga kuhle futhi ngaphambi kokuba wenze ulutho, zama ukuthatha uhlangothi lolo uNkulunkulu angakufuna uluthathe. Khona-ke kungaba nzima sibili ukubandezelwa phansi ekhoneni. Wawungeke ucabangele isikhathi leso apho azama ukufaka ekhoneni u-Elija. Ungacabanga isikhathi leso abafarisi ababezama ukufaka uJesu ekhoneni. Bona, wayele mpendulo ngokuphangisa, ngoba yonke into ayenzayo wayenza ngentando kaNkulunkulu, futhi yena yiyo indlela ayengakuthola ngayo. Manje yiyo indlela esikufuna ngayo ngalokhu. Manje umbuzo uyabuzwa, sizahlala lo mbuzo. Chazisa ukuthi kutshoni ngokujeziswa okungapheliyo kukaMathewu 25:46. Manje lalelisisani sibili wonke umuntu. Manje uMathewu 25:46, lalaba bazakuya ekujezisweni okungapheliyo. Manje umbuzo ikuthi kuyini? Chazisa manje ibala okungapheliyo livela ebaleni kusuka kunini lanini, futhi unini nini libanga lesikhathi. Kutsho kuphela isikhathi esingako njengonini nini. Manje nxa ungabala nje kangikwazi owabhala imibuzo, ngoba akula obeke ibizo labo kiyo. Bekungadingakali kube njalo, kangiwafuni. Bona, kodwa laba bazakuya ekujezisweni okungapheliyo. Manje khangela, labo ngababi. Manje muntu othandekayo lo obuze umbuzo, bala nje wonke wawo. Kodwa abalungileyo empilweni elaphakade. Ababi bazakuya ekujezisweni okungapheliyo ibanga lesikhathi elithile, kodwa abalungileyo bale mpilo elaphakade. awusoze uthole ukujeziswa okulapha kade. Bakungeke kube njalo. Bona, nga bathola isijeziso esilapha kade, balempilo elapha kade, balempilo elapha kade, basindisiwe. Bona, akungeke kube njalo. Manje nga ungakhangela umbuzo uzibuzile ngokwawo, waziphendula ngokwawo. Bona, futhi laba, manje khangelani ngizafika phambi kwalapha. Futhi ba, wesi 20 indima 44. Futhi lalaba baphendula bathi kuye, Nkosi, kunini lapho esizalamba khona, lapho siwomile, futhi omzini, futhi uze, futhi usentolongweni, futhi kasikusizanga. Konake, izabaphendula ithi, ngiqinisile ngithi kini, ngakho njengoba likwenzile, komunye walaba abancinyane, likwenzile kimi. Lalaba bazakuya kongapheliyo, okungapheliyo, ukujeziswa, labo ngababi, kodwa abalungileyo, empilweni elaphakade. Bona umahluko, ababi, balokujeziswa okungapheliyo, kodwa okungapheliyo, iba ngalesikhathi. Manje, nga kwakungabe kufanana, kwakuzabe kubhaliwe. Futhi lalaba bazakuya ekujezisweni okungapheliyo, nomunye uzakuya empilweni engapheliyo. Bona, kumbe, bazakuya ekujezisweni okulaphakade, futhi omunye empilweni elaphakade. Bona, nga kulokujeziswa okulaphakade, ukujeziswa, kuze kube nini lanini, konake, kulokulaphakade, kulempilo elaphakade, futhi impilo elaphakade eyodwa. Futhi leyo ivela kuNkulunkulu, yonke into engelasiqalo, ayina kuphela, yonke into elesiqalo, iyaphela, bona lokho engikuchoyo. Manje umbhalo ngokwawo, ukuthi umuntu othandekayo, waphendula, manje nxa, ungakuthatha kuvela kusichazamazwi. Lalaba bazakuya ku-anyoni ukuqunywa lasemlilweni ichibi lomlilo. Manje ibala AINION litho ibanga lokujeziswa kusichazamazwi sesiGriki. Khona lapha ibanga lokujeziswa kumbe isikhathi sokujeziswa. Bona bazakuya esikhathini sokujeziswa ibala elisetshenziswayo AINION anyon elitho ukuthi izikhathi, isikhathi, isikhathi esilinganisiweyo. Konake, ubuyisele emuva, ekutolikweni lapha, isingisi, okungapheliyo, kuyisikhathi esilinganisiweyo. Bona, kuvela kusiGriki, isilinganiso sesikhathi. Ibala, anyon, kumbe, AINION, anyon, licho isikhathi esilinganisiweyo sesijeziso. Kodwa khonake, bala amanye, kodwa laba bazangena, kulaphakade, lokho kwahlukile, bona, impilo elaphakade, laphakade, kuvela ebaleni elithi phakade, futhi ilaphakade, yayingela siqalo kumbe ukuphela, kunini nini lanini nini. Manje lokho kufanele kuphendule lokho, bona, ngoba, manje ungabalisisa umbhalo sibili, lizabona, lalaba bazakuya ekujezisweni okungapheliyo. Kodwa abalungileyo, ababi, bazahamba ekujezisweni okungapheliyo, bajeziswe okwebanga lesikhathi, mhlawumbe iminyaka eyibhiliyoni, bangazi, kodwa ngeqiniso, uzajeziswa ngezono zakho, kodwa ngokuqiniseka, njengoba isono, sasilesiqalo, isono siyaphela, isijeziso, sasilesiqalo, futhi isijeziso siyaphela, futhi isihogo sadalelwa udeveli lengilosi zakhe. Bona, kulungile, manje ngilomunye, phansi lapha, ukuphendula kulokho, okwemizuzu emilutshwane, okungomuhle, siubophele kikho. Manje, kodwa lapha, kodwa abantwana bombuso bazaphoselwa ebumnyameni. Lokho ngabe kungokufanayo, lokubaphosela phandle kwengqondo kaNkulunkulu. Hatshi, akungeke kube ngokufanayo. Manje wena, ukhombela lapha edilini lomthimba. Manje, futhi abantwana bombuso, njengoba kubuziwe lapha. Abantwana bombuso ngamaJuda, futhi baphoselwa ebumnyameni obungaphandle, futhi baphoselwa ebumnyameni obungaphandle. Futhi badlula esikhathini sokukhala lokulila lokugedla kwamazinyo, baphoselwa ebumnyameni obungaphandle, ngoba kwakunika wena lami isikhathi sokuphenduka. Kodwa kabazange baphoselwe phandle kwengqondo kaNkulunkulu, akasoze akhohlwe u-Israyeli, futhi u-Israyeli, njengombali wonke weBhayibheli esazi, kubalwa kubantwana bombuso. Bona, kungumbuso, isithembiso, ngamanye amazwi, uNkulunkulu esebenza lesizwe, lapho esebenza lo Israyeli, okungabantwana bombuso. Manje uyakhumbula, wathi lapho, futhi u-Abrahama lo-Isaka lo-Jakobe, endaweni eyodwa, baza kuza, futhi bahlale embusweni ngesikhathi sokucina. Bona, lokuthi u-Abrahama, u-Isaka lo-Jakobe, baza kuba sembusweni, babe khona, babe ngabantu besibusiso sombuso. Kodwa abantwana bombuso bazaphoselwa ebumnyameni bangaphandle. Manje, lapho okukhombelayo okuvela khona lapha, kungumyeni, lapho umyeni esiza, lapho babe intombi ezinhlanu zaphuma, ukuhlangana lenkosi, futhi abazange bathathe ngitsho amafutha esibane sabo, futhi abanye abahlanu bafaka amafutha ezibaneni zabo. Manje nxa ungananzelela, kungumfanekiso omuhle, bonke umJuda labezizwe njengabalahliweyo. Gcina engqondweni ukuthi kulenhlobo zabantu ezintathu isikhathi sonke, umJuda owezizwe opholileyo, umJuda owezizwe lebandla. Nxa ungahlanganisa lezo, ngeqiniso uzangena enkathazweni lapho ufika kusambulo, ngoba nxa unga njengomnumzana Bohanon wathi kini ngesinye isikhathi, wathi, Bili, loba ngubani ongazama ukubala isambulo, uyakubala amaphupho asabisayo. Ngani? Wathi, nangu umlobokazi phansi lapha emhlabeni, lo mgobho ukhafula amanzi emlonyeni wakhe, ukwenza impilaye. Futhi wathi, khona-ke, isikhathi esifanayo, leso umlobokazi emi njengenkulungwane ezilikhulu lamatshumi amanelane, imfundiso yeJehova Witness, entabeni iSinayi. Futhi ngesikhathi esifanayo, umlobokazi usezulwini. Hachi, kuphambanisekile. Kule nhlobo ezintathu zabantu, bona, lezo ezikhona, umJuda olahliweyo, futhi nanso intombi eleleyo, leyo amanzi, ayisiyo nzalo yomfazi. Yinsali, yenzalo yomfazi, umgobho ayikhafulela amanzi ephuma emlonyeni wakhe, isambulo 11. Futhi-ke, ngempela, amaJuda ayinkulungwane ezilikhulu lamatshumi amanelane ngempela, babengayisiwo umlobokazi. Bazinsali zebandla lamaJuda, futhi imfundiso yeJehova's Witness, ebabeka njengomlobokazi. Angiboni ukuthi ungenza njani lokho, ngoba akasuye mlobokazi. Nxa ungananzelela kusambulo lapho kwathi, futhi bazintombi, futhi bangabathenwa, futhi wayeyini umthenwa, babe abathenwa, babe ngabalindi betempeli, ababelinda indlovukazi. Ngoba babe ngamadoda ayeyenziwe ukuthi angazalisi, babe le unanzelele wathi babe ngazingcolisanga ngabafazi, babe ngabathenwa basetempelini, futhi kwakulinani elikhethiweyo uNkulunkulu ayelikhuphe kwabakhethiweyo bamaJuda. Manje nxa lingananzelela, nxa singathatha lokho nje okwesikhatshana ukuze kuza ngathi kuyahlala engqondweni zenu, lapho sibili elinga, akasithatheni isambulo, isahluko 7, futhi sizathola lapha, manje, lapho lokho okwakuchoyo, kuyinto enhle. Futhi ngemva kwalokhu, ngabona ingilosi ezine zime emakhumbini womane omhlaba, manje lokhu kuhambelana lo Ezekiyeli 9, lapho abona ukubhujiswa kwamaJuda, futhi lapha, ubona ukubhujiswa kwabezizwe, isambulo, isahluko 7. Futhi ngabona ingilosi ezine zime emakhumbini womane omhlaba, zibambe imimoya emine, imimoya, kutsho impi lombango, ukuze umoya ungavunguzi, phezu komhlaba, kumbe olwandle, loba kusiphi isihlahla, futhi leyo yimpi, ibambile. Oh, ngabe sile sikhathi sokungena kokugcweleyo kulumbuzo, lokho kwenzakala, yikho lapho uRussell aqubanisa khona, uRussell waprofeta ebona lokhu kusiza, waprofeta, kuza kuba ikubuya kwenkosi uJesu. Engakwazi ukuthi kwakuyikubekwa uphawu kwebandla. Bona, futhi bayamangala ukuthi kanjani impi yomhlaba, impi yokuqala yomhlaba, khangela, yama ngolwezi, ngosuku lwechumilanye, ngehola lechumilanye, nta emini, inyanga yechumilanye, usuku lwechumilanye, lehola lechumilanye. Futhi khonapho, ngemva kwalokho, ubhaphathizo lwamanzi ebizweni likaJesu lwambulwa, futhi ubhaphathizo lukamoya ongcwele ebandleni, khona kanye, masinyane ngemva kwalokho, nxa ungakuthatha kusiya kusambulo, ukuthi sakubophanisa njani ndawonye, futhi phakathi kwesikhathi sePhiladelfiya, leLaodikeya, futhi amaMethodisti ayilesikhathi sePhiladelfiya. uthando kubazalwane futhi isikhathi sokugcina isikhathi sebandla kwakuyisikhathi selawudikeya leso okwakuyisikhathi esikuthukuthuku futhi wathi phakathi lapho ifake umnyango umnyango ovulekileyo phambi kwakho umnyango ovulekileyo futhi nxa ungakhombela leyo mibhalo emuva kuzabophanisa umbiko wonke endaweni eyodwa lapho ukuwutshengisa khona kanye khangela lapha ukuthi yonke into yayingubaba indodana umoya ongcwele ekubhabhathizeni lokho esiza kungena kukho khona manje okwakuyisivumokholo sekatolika uqobo futhi kungayisiyo ngitsho imfundiso yesikristu hatshi mnumzana nginje silakho khona lapha lobu busuku ukuthi singene kukho lesichaza amazwi futhi bona yebo mnumzana futhi le mbali njalo akukaze kube lo muntu wake wabhaphathizwa kanjalo ebhayibhilini kumbe hatshi okweminyaka yokuqala engamakhulu ayisithupha emva kwebhayibhili futhi ngingakutshengisa khona lapha ngemfundiso yekatolika uqobo ukuthi yibo abayiqalisayo yokuchela lokuthela baphuma lapho ebandleni likawesley lasebandleni lemethodisti imethodist yakuletha kumabhaptisti ibhaptisti yakudlulisela phambili futhi kulokhu kuyimfundiso yamanga futhi singaphenduka ebhayibhilini futhi sifakazekini ukuthi ibhayibhili lathi ulebizo lokuthi uyaphila kodwa ufile kunjalo sibili futhi babele ngingafakaza ukuthi ibhayibhili lafundisa ukuthi babezasebenzisa ibizo lakhe ekubhabhathizeni kuze kube isikhathi sobumnyama ngokwesikhathi sesine sesikhathi sebandla isikhathi sebandla lephegamosi futhi wathi phakathi ngakuleyo minyaka engamakhulu alitshumi lanhlanu ezikhathi zobumnyama wonke umuntu wathi ulokukhanya okuncinyane okuseleyo ngoba kawuphikanga ibizo lami lapho kusiza kuleso esinye isikhathi ngangale isikhathi sekatolika wathi ulebizo lokuthi uyaphila kodwa ufile futhi uyaliphika ibizo lami nankoke bona konke kuyabambanisa ndawonye umfanekiso owodwa omkhulu omuhle ibhayibhili lonke manje nanzelela lokhu zibambe imimoya emine ngasengibona enye ingilosi isenyuka isuka ezulwini ilo phawu lukankulunkulu ophilayo uphawu manje luyini uphawu lukankulunkulu ophilayo manje nina bazalwane be-adventi ngizakuthi gcina usuku lwesabatha ngifuna lingitshengise lokho embhalweni awukho lapho akula la ndawo eyodwa okwakwenzayo luphawu nxa lingabala abase-efesu 4:30 khona ngokuphangisa ngizafumana lokho uphawu lukankulunkulu ophilayo oluyikho abase-efesu 4:30 uthi ningamdabukisi umoya ongcwele kankulunkulu elabekwa uphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa kwenu hatshi kuze kube imvuselelo elandelayo kodwa lilokugcinakala okulaphakade aha ningamdabukisi umoya ongcwele kankulunkulu elibekwe uphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa kwenu bona nxa abase-efesu 4:30 engakutsho lokho khona thatha ukulotshwe emphethweni wepheji futhi ukukhangele yonke indlela kusedlula emibhalweni lapho futhi ukufumane manje ubekwe uphawu kuze kube lusuku lokuhlengwa kwakho ulo phawu lukankulunkulu ophilayo manje khumbula umoya ongcwele awufundiswanga njengobhaphathizo lukamoya ongcwele kwaze kwaba emva kwempi yokuqala yomhlaba sisanda kugubha nje ijubhili yethu yegolide iminyaka engamashumi amane kumbe umnyaka wamashumi amane wejubhili yasimemeza ngelizwi elikhulu kungilosi ezine okwakunikwe kuzo ukubona umhlaba kumbe ulwandle isithi lingoni umhlaba kumbe ulwandle kumbe isiphi isihlahla size sibeke uphawu izinceku manje ususehla phansi embuzweni wakho abantwana bona izinceku zikankulunkulu wethu emabunzini azo lingoni lingachithi umhlaba lingavumeli ibhomba ye-athomu idutshulwe lingabi lento epheleleyo kuze kuthi izinceku zikankulunkulu wethu sezibekwe uphawu manje nxa singathatha lokho ngemuva le futhi sikukhangele sisiya ngemuva kanjani ukuthi ngitsho khona ukuphela kwempi yomhlaba kuvolyumu yesibili lapho ugenerali Albani wayelwe phakathi waze watshaya imizila yaseJerusalema futhi nje watshayela emuva inkosi yasengilandi futhi wathi kangifuni kudubula idolobho ngenxa yobungcwele balo wathi kuyini engizakwenza wathi khuleka futhi wandizela phezu kwayo njalo futhi lapho bekwenza bathi u-Allenby uyeza futhi kwakulamamohamedi phakathi lapho acabanga ukuthi wathi u-ala uyeza futhi baphakamisa ifulegi emhlophe futhi bazinikela lo-Allenby wamatsha engena ejerusalema futhi wayithatha engazange adubule uhlamvu njengokweziprofetho lokho kuqondile futhi wayibuyisela kumajuda khona-ke bavusa uHitler ukuthi ahluphe amajuda lajikelele emhlabeni wonke futhi awabuyisele emuva phakathi lapho futhi ibhayibhili lathi uzabaletha empikweni zengqungqulu
futhi lapho beqala ukuphenduka iLife magazine labo yayilakho amaviki amalutshwana edluleyo lapho ababuyisela khona ngezinkulungwane eJerusalema futhi bahamba ukuthwala labo abadala bebabhapulile babuzwa kungxoxiswano yilakho konke emathephini lasemfanekisweni futhi wathi lapho kwalengiswa ifulegi elenkanyezi ezine kaDavida ilenga lapho ifulegi endala kakhulu emhlabeni isikhathi sakuqala iphakanyiselwa phezulu emva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili uJesu wathi lapho isihlahla somkhiwa sihluma lesi sizukulwane ngasikwedlula futhi nampa belapha babeletha labo abadala phakathi futhi bathi ini seliphenduka ukuzokufa elizweni lakini bathi hatshi sibuye ukuzobona uMesiya futhi mfowethu ngiyakutshela sisemnyango nanzo inceku lezo ezilindeleyo phansi le hatshi leli xuku lamajuda elingakuqila ngamazinyo akho okufakela nxa bengenelisa akusiwo majuda akhuluma ngawo kodwa kuyilabo phansi le abagcine imithetho lezinto futhi bengazange babekwazi ukuthi kwakulo mesiya futhi mfowethu estoklom umfowethu petrus wabathumela amatestamente amatsha ayisigidi futhi lapho bewathola bewabala bathi awu nxa lokhu ngumesiya masimbone esenza isibonakaliso somprofethi futhi sizamkholwa okuhleleke kanje okwenkonzo yami kwakusele amahola amabili emasangweni ejerusalema ukuyangena futhi ngangisekhairo egibhithe futhi ngangihamba ngalapho futhi umoya ongcwele wathi ungahambi manje ngacabanga bengicabangela nje itikiti lami selithengiwe ngisendleleni yami indoda iphandle le ukuhlangana lami iqembu lonke izikolo lokunjalo ngahamba phambili kancinyane futhi umoya wathi ungahambi ungahambi ngabuyela kulo othengisa amatikiti ngathi ngiyalikhansila leli tikiti ngifuna ukuya phezulu e-Athens Greece eMars Hill futhi wathi awu itikiti lakho libiza iJerusalema mnumzana ngathi ngifuna ukuya e-Athens kulokuya eJerusalema umoya ongcwele ulindele ihola lelo alikafiki okwamanje akukabi yikho nje khangela zibeke uphawu inceku zikankulunkulu wethu emabunzini azo isithi lingoni umhlaba size sibeke uphawu inceku zikankulunkulu wethu emabunzini azo loba ngubani uyakwazi ukuthi lolo luphawu lukamoya ongcwele khangela ngase ngisizwa inani lalabo ababekwa uphawu manje nxa bengasomajuda khangelani lokhu inkulungwane ezilikhulu lamashumi amane lane abekwa uphawu ezizweni zonke zabantwana bako-Israyeli akula owezizwe kibo lokho kusesikhathini sokucina khangela isizwe sakojuda inkulungwane ezilitshumi lambili isizwe sakorubeni inkulungwane ezilitshumi lambili futhi kusiya kusehla gadi inkulungwane ezilitshumi lambili nafitali la yonke indlela kusehla kusiya e-asheri lo zabuloni lazo zonke lezi izizwe ezilitshumi lambili zako-israyeli futhi okulitshumi lambili okuphindwe ngetshumi lambili kuyini inkulungwane ezilikhulu lamashumi amane lane nanso inkulungwane ezilikhulu lamashumi amane lane amajuda hatshi abezizwe amajuda lokho akusiyonto yokwenza lo mlobokazi ngakho iJehova Witness iphambukile ngemfundiso yabo iBhayibheli ngokusobala liyatsho ukuthi bangamajuda futhi hatshi abezizwe bazinceku zikankulunkulu futhi abezizwe abakaze babalwa njengenceku singamadodana lamadodakazi hatshi izinceku manje bala okunye kwakho njengendoda isidla ikhabe yathi limnandi kodwa kasitholeni elinye futhi kulungile unkulunkulu ulokunengi kwakho lapha manje nanzelelani nje manje sikundima 80 futhi esizweni sakoZebuloni beka uphawu abazinkulungwane ezilitshumi lambili sonke isizwe sikaJosefa kwabekwa uphawu abazinkulungwane ezilitshumi lambili esizweni sakoBhenjamini kwabekwa uphawu abazinkulungwane ezilitshumi lambili bona uJohane engumJuda wananzelela bonke ngamunye wabo wabona izizwe ezilitshumi lambili zikaIsrayeli abazinkulungwane ezilitshumi lambili esizweni ngasinye itshumi lambili liphindwe ngokulitshumi lambili kusiba inkulungwane ezilikhulu lamashumi amanelane nampo belapho hatshi ibandla amajuda ibhayibhili lathi lapha bonke babengabantwana bako-israyeli isizwe sonke siqanjiwe manje khangela indima 9 emva kwalokhu manje nangu esiza umlobokazi emva kwalokhu ngabona khangela-ke ixuku elikhulu okungelamuntu ongalibala nampo abathenwa bakho bethempeli bayinkulungwane ezilikhulu lamashumi amanelane nje indawo encinyane nje abalindi bethempeli abancinyane nje labo abazakuba lo mlobokazi yena nje umphelekezeli wakhe nje yilabo abayinkulungwane ezilikhulu lamashumi amanelane umphelekezeli kumlobokazi abathenwa basethempelini. Khangela, yebo-ke ngiyazi liyabuyela emuva ngapha kwesi 14 futhi lithi ngani balo mlobokazi loba ngaphi lapho aba impela abathenwa bahamba lendlovukazi loba ngaphi eyakhona ngeqiniso. Kodwa babeyini? Babengasilutho kodwa abaphelekezeli, futhi lokho yikho kanye lokho umbhalo okuthoyo ukuba lapha. Nanzelela, futhi emva kwalokhu, futhi khangela-ke ixuku elikhulu okungela muntu ongalibala elivela kuzo zonke izizwe, imihlobo, abantu lendini, nango umlobokazi wakho owezizweni esiza. Kulungile. Laba bema phambi kweWundlu, nango umsindisi wabo, iWundlu, hathi umthetho, iWundlu, umusa, bembethe izembatho ezimhlophe. Khangela imizuzu embalwa. Bona nqa izembatho ezimhlophe zingayisikho ukulunga kwengcwele, lengatsha zezihlahla zamalala esandleni zabo, futhi bamemeza ngelizwi elikhulu ngalokhu kungayisiyo mvuselelo yamaphentekosti angikaze ngizwe eyodwa, besithi usindiso kuNkulunkulu wethu owayehlezi esihlalweni sobukhosi lakulo iWundlu. Le ngilosi zonke zazini zihanqe isihlalo sobukhosi, labadala lezidalwa ezine zasezisiwa phezu kwe ngobuso bazo phambi kwesihlalo sobukhosi zasezikhonza uNkulunkulu zisithi ameni, ukudunyiswa, udumo, inhlakanipho lokubonga, udumo, amandla, amandla kakube kuNkulunkulu wethu kuze kube nini lanini, ameni. Lokho kuzwakala njengomhlangano wesihonqweni, akukwenzi na? Kuza kuba njalo. Wayengubani lo? Abayinkulungwane ezilikhulu lamashumi amanelane, ngitsho lakancane, leli nani elikhulu okwakungela muntu lemihlobo yonke, izindini, lezizwe. Kawuboni yini, mngane wami othandekayo? Manje khangela, ibale nje. Manje, futhi omunye wabadala wasephendula esithi kimi, ngobani laba, futhi abembethe izembatho ezimhlophe, futhi bavela ngapi? Omdala wathi kuJohane, lo owayengumJuda, lo owananzelela abazinkulungwane ezilikhulu lamashumi amanelane, wathi, manje, wawubazi, bangamaJuda bonke, kodwa ngobani laba, bavela ngapi? Bona lokho omdala akuthoyo. Omunye wabadala waphendula, labo ngabadala phambi kwesihlalo sobukhosi. Wangiphendula esithi, bangobani laba abagqoke ngezembatho ezimhlophe, futhi bavela ngapi? Manje sonke siyazi amaJuda lesivumelwano sabo lokunjalo, kodwa laba babuya nini? Manje khangela, ngase ngisithi kuye, mnumzana, nguwe owaziyo. Angazi, uJohane wathi, kuyangedlula nje, kangazi. Wasesithi kimi, laba yibo labo abaphuma phakathi kokuhlupheka okukhulu, ngasekuvivinyweni lezi nengi lezi ingozi, ukushikashika lezithiyo, sengivele ngedlula. Bona laba baphuma kokukhulu ukuhlupheka, futhi bahlambe izembatho zabo ebandleni. Abe lokho kuzwakala kuqondile. Sebahlamba izembatho zabo, benza izembatho zabo zabamhlophe egazini leWundlu. Bona baphambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu, futhi bamkhonza emini lebusuku. Ngubani ongikhonzayo ekhaya lami? Umkami, kunjalo na? Futhi ethempelini lakhe? Nguye ohlala lami, ekhaya lami, lasemnothweni wami, ngumkami, unguye ohlala lami, futhi ewatsha impahla zami, futhi egcina izinto zilungele. Lalo ohlezi phezu kwesihlalo sobukhosi, uzahlala phakathi kwabo. Oh, minabo, lalelani, futhi kabasayi kulamba njalo, kwakukhangeleka sengathi basilelwa ukudla okulutshwana besiza. Njalo, kabasayi kuma njalo, lelanga kaliyikuwela phezu kwabo njalo lokutshisa, ngoba iWundlu elingaphakathi kwesihlalo sobukhosi lizabondla libakhokhele emithonjeni ephilayo yamanzi. Lo Nkulunkulu uza kwesula zonke inyembezi elihlweni labo. Nango yena, nango umlobokazi wakho, nanzo izinkulungwane zakho ezilikhulu lamashumi amanelane, nanzo inceku zakho, ngakho abantwana bombuso lapha. Muntu othandekayo obuze umbuzo, kuyi lo obuzela umbuzo obalulekileyo. Ngicabanga ngingabe ngikuthiye emuva lapha kwenye indawo. Kodwa kunini abaya kuphoselwa phandle? Akutsho ukuthi baya kuphoselwa phandle kwengqondo kaNkulunkulu. Baphoselwa ngaphandle kwenzuzo zikamoya okwesikhathi. Bona, okwesikhathi esincinyane nje. Ngoba lapho umprofethi ebona u-Israyeli kulolu suku ayesiza kulo, wathi, awu, ngabe u-Israyeli ezakuba ekhona lapho isabatha lisuswa, futhi bayathengisa ngesabatha ngokufanayo, njengaloba yiluphi olunye usuku lazo zonke lezi izinto. Wathi, awu, ungake u-Israyeli, engakhohlakala ngokugcweleyo. Wathi, kuphezulu okunganani ukuya ezulwini, ujule kanganani umhlaba, kulinganise ngalolo luthi oluphambi kwakho. Wathi, angikwanisi. Wathi, lami ngingeke ngikhohlwe u-Israyeli, ngeqiniso hathi, u-Israyeli akasoze akhohlakale. Ngakho, uyabona, okungapheliyo lokulaphakade, kuyizinto ezimbili ezehlukeneyo. U-Israyeli waphoselwa phandle, kodwa hathi phandle kwengqondo kaNkulunkulu. Futhi uPawuli uyakhuluma khona lapha, ngabe ngile ngangilesikhathi sokutadisha ukuze ngenelise ukufika embhalweni lowo, ngangingayikhombela kini, bona lokho okubuya engqondweni yami. UPawuli ekhuluma laphana wathi, thina abezizwe siqaphele indlela esahamba ngayo lalokho esakwenzayo, bona ngoba nga uNkulunkulu engaluyekelanga ugatsha lokuqala, bona futhi thina sixhunyaniswe phakathi, bona. Futhi u-Israyeli owaphumputhekiswa okwesikhathi, wathi okwesikhatshana nje u-Israyeli wayephumputhekisiwe, kunjalo kodwa iveyili lizaphakanyiswa lisuswe elihlweni labo. Futhi lokho kulapho owezizwe wokucina uzakuzalelwa embusweni kaNkulunkulu. Khona-ke iveyili labo seliphakanyisiwe elihlweni lika-Israyeli, futhi bazakuthi, lo nguMesiya lo ebesikhangele ukumbona. Kunjalo kodwa umnyango wabezizwe uvaliwe, umkhumbi uvaliwe, akusela Musa futhi oseleyo kwabezizwe kuleso sikhathi. Manje ngithatha isikhathi esiningi kakhulu embuzweni owodwa, futhi omunye umuntu uthi, manje awufiki kwami, awu, sizaphangisa futhi sibone uba singasoze sifike kuwo. Kulungile, nanku omude futhi omncinyane kwakho, umfazi ubuzile kumbe indoda ibuzile kumbe loba ngubani okunguye, uqondile. Akusilo yini iqiniso ukuthi iNkosi uJesu akazange afele umhlaba wonke, kusitsho wonke umuntu emhlabeni, kodwa kuphela? Manje ngingachasisa lokho, kodwa yena owesilisa kumbe owesifazana loba kungubani, kukhangeleka njengesandla somfazi, kodwa kuphela okwalaba, kuphela okwalaba kuzo zonke ingxenye zomhlaba ubaba amnika zona. Labo abathi ngaphambili kokusekelwa komhlaba uNkulunkulu wabamisela empilweni elaphakade, ebakhethile ngokufisa okuhle kwakhe uqobo. Impela kunjalo, kunjalo sibili. UJesu wafela hathi nje uku ujongile. Akasiboneni, ngiyakholwa ngiyakholwa bayabala. Umbuzo uyeza ngalokhu. Umbhalo ungela kuthandabuza usitshela ukuthi laba yilabo abangasoze babe yilabo abangasoze basindiswe. Ngakho ke kunjalo sibili. Umbhalo usitshela ukuthi kulabantu ababemiselwe ngaphambili nguNkulunkulu ukulahlwa. Lingathanda ukukubala lokho ukuze kuphume izikhathi zonke engqondweni yenu. Kulungile. Asivuleni manje ebhukwini likaJuda. UJuda ekhuluma lapha. UJuda inceku kaJesu Kristu, umfowabo kaJakobe, lakubo abangcweliswe nguNkulunkulu uBaba labagcinwe kuJesu Kristu lababiziweyo. Bona lo ayibhalela kuye, hathi isoni, hathi kuphela inkonzo yobuvangeli, kodwa kwabangcwelisiweyo lababiziweyo, bona labo asebevele besembusweni. Isihawu kini lokuthula lothando kakwandiswe. Bathandekayo, nginikeza yonke inkuthalo yokulibhalela ngosindiso oluhlanganyelwayo. Ngaswela ukulibhalela lokuthi ngilikhuthaze, kufanele lina lilwele ngoqotho ukholo lolo olwanikwa kanye kwabangcwele. Ngoba kulabantu abathile abangeneliyo, kungananzelelwa, abamiselwa ngaphambili, lokhu kulahlwa njani? Abaphendula umusa kaNkulunkulu wethu ube ngamanyala, abamiselwa kudala, hathi ukuthi uNkulunkulu wahlala emuva esihlalweni sobukhosi, futhi wathi, ngizasindisa lumuntu, ngizalahlekelwa yilowo muntu. Lokho kwakungayisikho. UNkulunkulu wafa, futhi lapho uJesu esifa, inhlawulo yamboza umhlaba wonke okomuntu wonke. Kodwa uNkulunkulu ngokwazi ngaphambili, hathi ukuthi uza akathandi ukuthi loba ngubani abhubhe, wayefuna umuntu wonke asindiswe. Leyo kwakungeyakhe, kwakuyinjongo yakhe elaphakade. Kodwa nxa wayenguNkulunkulu, wayesazi ukuthi ngubani wayezasindiswa lo wayengasoze asindiswe. Nxa wayengazi, khona-ke wayengasuye uNkulunkulu ongakhawuliyo. Ngakho iBhayibheli liyakufundisa lokho ukuthi zazinga ngabe sile sikhathi ukuvula ngalapha kwabaseRoma isahluko 80 futhi lingabala abaseRoma isahluko 9 indawo eziningi eBhayibhelini abaseEfesu isahluko 1 futhi lingabona ukuthi ukhetho lukaNkulunkulu ukuthi kungama kuqinisile uNkulunkulu wanika isivumelwano kungela simiso wathumela uJesu ukuzofela labo ayebazi ngaphambili bona hatshi nje ukuthi awu wena uthi uNkulunkulu kakwazi loba uzakusindiswa kumbe hatshi uNkulunkulu wayekwazi ukuthi uzakusindiswa kumbe loba wawungasoze umhlaba ungakaqali kungenjalo wayengasuye uNkulunkulu liyakwazi ukuthi ibala lokuthi ukungabi lamkhawulo litshoni khangela isichazamazwi futhi sifumane ukuthi ibala elithi ukungabi lamkhawulo litshoni ngani wayesazi indwebundwebu yonke eyayiza kuba semhlabeni yonke empukani bonke ubudununu lonke igcikwane wazazi ngaphambili zingakabi khona kungenjalo wayengasuye uNkulunkulu ngeqiniso wayekwazi kulungile konake phakathi lapho uNkulunkulu wayengeke athi ngiza kuthatha wena futhi ngikuthumele esihogweni futhi ngiza kuthatha wena futhi ngikuthumele ezulwini uNkulunkulu wayelifuna lobabili liye ezulwini kodwa ngokwazi ngaphambili wayekwazi ukuthi omunye uza kuba ngumkhohlisi futhi omunye uza kuba yindoda ethambileyo lomkristu bona ngakho-ke wenza okokuthumela uJesu ukuthi afe ukusindisa lowo muntu ayemazi ngaphambili owayefuna ukusindiswa liyakubamba manje khangela lapha imibhalo ngokuphikisana iyasitshela ukuthi laba yilabo abangasoze basindiswe ngakho-ke nxa inhlawulo yasibekela yonke lonke usendo luka-Adamu futhi abanye balahleka ngoba abazange basizakale ngokwabo ngesithembiso kumbe isimiso kazisoze zingakhulula ngabe eza kungaba amandla amakhulu kulamacebo alaphakade lezi njongo zikasomandla uNkulunkulu kungaba njalo umuntu manje kulumbuzo wesibili uyabuza ingeke yini intando yomuntu ekhululekileyo ibe lamandla amakhulu ukwedlula icebo elilaphakade lenjongo kasomandla uNkulunkulu hatshi mfowethu kumbe dadewethu qhala kanye akulanto elamandla intando yomuntu ayingeke iqathaniswe lenjongo elaphakade yokwahlulela kukaNkulunkulu akungeke kube njalo bona manje umbuzo wakho wokuqala ukuqondile umbuzo wakho wesibili awungeke mngane ngoba khangela indlela okubhalwe ngayo lapha bona intando yomuntu ayingeke ibe lamandla amakhulu ukwedlula amacebo alaphakade lenjongo kaNkulunkulu kusomandla ngani khala kanye ngabe njani intando yomuntu ingaba lamandla amakhulu ukwedlula injongo kaNkulunkulu kusomandla futhi umuntu engqondweni yakhe yokwenyama ukuthanda lokho akufunayo okulamandla kakhulu kulalokho olaphakade uNkulunkulu opheleleyo aza kuba yikho khala kanye akungeke kube njalo bona uNkulunkulu olaphakade onjongo yakhe iphelele ungatsho njani ukuthi umuntu wenyama phansi lapha kungela ndaba ukuthi ulunge okunganani futhi yena engabe enjalo injongo zakhe kazisoze loba kanjani ziqathaniswe lalokhu injongo yalo olaphakade uNkulunkulu usomandla yebo yebo kulungile dadewethu kunjalo awu ngikubale ngokungayisikho konake bona kulungile yebo uqondile sibili dadewethu bengingazi ukuthi bekungumbuzo wakho kulungile kodwa bona lapho engikuthole khona lapha bona manje makuthi ngibone ukusibekela lonke usendo luka-Adamu futhi abanye babelahlekile ngoba kabazange basizakale ngokwabo ngesimiso sakho intando yomuntu ayingeke yini ibe lamandla ukwedlula amacebo alaphakade lezinjongo zikaNkulunkulu usomandla bona bengichasisa ngokungayisikho umcabango wakho lapho yebo injongo elaphakade kaNkulunkulu usomandla awu lokho kuyayiqeda indaba ngithemba wonke umuntu uyakuzwisisa lokho liyakuzwisisa phakamisani izandla zenu kuyinjongo elaphakade kaNkulunkulu usomandla ngeqiniso kungaba kude ngaphezu kwalokho umuntu angakwenza manje angizwisisi ukukhanya ngobhaphathizo lwamanzi esahlukweni 28 sika indima 19 kaMathewu kutshoni lokhu
Awu, manje mhlawumbe akusoze kungithathe kodwa nje umzuzu. Futhi masibe lomunye umuntu, avule lami, nxa lingathanda. Kumathewu isahluko 28, lendima 19, futhi sizafumana, lokho nje umuntu ayikho, amachumi amabili lanhlanu. Manje lokhu kuza kwenza uqine, nxa ungahlala lakho, kuhle, uyabona, kakusikho buvangeli, kodwa ku... Manje nanku lapho abantu abazama ukuthi kulokuphikisana eBhayibhelini. Manje ngifuna omunye umuntu avule ku lo Matthew 28:19. Kumbe hathi ngifuna omunye umuntu Matthew 28:19. Ngifuna omunye umuntu avule kumisebenzi 2:38 kule Bhayibheli lakho lapho mfowethu Neville. Futhi ngifuna ukuthi lizivalele manje. Futhi ngizalitshengisa ukuphikisana okuqinileyo eBhayibhelini. Futhi lokho iBhayibheli, abantu bathi iBhayibheli kaliziphikisi. Ngifuna ukuthi likucabangisise lokhu. Futhi lokhu kwenza izikhwicamfundo zibe mpunga. Kodwa kulula. Manje, ngizabala uMathewu 28:19, ngilandele. Futhi abanye benu, le misebenzi 2:38, ulungiselele. Ngizaqalisa kundima 18, lesi isahluko sokuvala sikaMathewu. Futhi uJesu wasondela wakhuluma kwabakhe abafu, wakhuluma labo esithi, wonke amandla aphiwe mina ezulwini lemhlabeni, angaphi amandla kaBaba. Nxa wonke amandla ezulwini lasemhlabeni ephiwe kuJesu, uNkulunkulu usele engasela mandla ke, akazange na, kumbe angabe nje wakhuluma inganekwane, wayengabe ezisomela yini. Waye kutsho, alikukholwa ukuthi waye kutsho na? Awu, nxa wonke amandla enikwe kuye, angaphi ke amandla kaNkulunkulu? Waye nguNkulunkulu, yikho kanye, yiyo into kuphela ekhona kukho, yikho kuphela okwakukhona, bona, waye nguNkulunkulu, kumbe ngenye indlela, kukhona omunye umuntu, owayehlezi lapho, owaye lamanye amandla, akaselawo futhi. Bona, ngakho awungeke ukudidanise, sizangena lokho kulinto efanayo lapha, kulungile. Wonke amandla ezulwini lasemhlabeni, ezulwini lemhlabeni. Ngakho hambani lifundise izizwe zonke libhabhathize ebizweni likaBaba, leleNdodana, lelikaMoya Ongcwele. Libafundise ukugcina zonke izinto engililaye zona. Khangelani, nina ngilani, insuku zonke, kuze kube sekupheleni komhlaba. Imisebenzi 2:38, manje omunye umuntu kabale. Mana okomzuzu nje, imisebenzi, isahluko 2, indima 38. Manje lalelisisani sibili manje, futhi libe ngababekezelayo, futhi sizabona manje. Manje lezi zinsuku ezilitshumi, ngemva kokuba uJesu esebatshelile manje, Matthew 28:19. Ngakho ke, hambani lifundise izizwe zonke libhabhathize ebizweni likaBaba, leleNdodana, lelikaMoya Ongcwele. Manje uPetro, insuku ezilitshumi ngokuya kwesikhathi, kabazange batshumayele enye intshumayelo, benyukela endlini yaphezulu yaseJerusalema, futhi balindela khonapho okwensuku ezilitshumi, ukuze uMoya Ongcwele ubuye. Bangaki abakwaziyo lokho, kulindawo. Nangu, uPetro ulezihluthulelo zombuso. Kulungile, sizabona lokho akwenzayo. Matthew, kumbe ngitsho imisebenzi 2, kasithatheni indima 36. Ngakho-ke, indlu ka-Israyeli yonke, kayazi ngeqiniso, ukuthi uNkulunkulu umenzile luJesu ofanayo, elambethelayo, konke inkosi loKristu. Konke inkosi loKristu, akumangalisi amandla wonke ezulwini lasemhlabeni, aphiwa kuye. Manje lapho besizwa lokhu, bahlabeka enhlizweni yabo, futhi bathi kuPetro la, abanye abapostoli, ndoda labazalwane, siza kwenzani? uPetro waphendula, uPetro wathi kubo, phendukani munye ngamunye wenu, futhi libhabhathizwe ebizweni likaJesu Kristu, kukho ukuthethelelwa kwezono, njalo lina liza kwemukela isipho sikaMoya Ongcwele. Manje kulokuphikisana, uMathewu wathi, babhathizani ebizweni uBaba, iNdodana, uMoya Ongcwele. Futhi uPetro wathi, kumisebenzi 2:38, ngemuva kwensuku ezilitshumi, phendukani libhabhathizwe ebizweni likaJesu Kristu. Khona-ke, isikhathi esilandelayo, ukuphenduka okwakhulunywa ngakho, kumbe ubhabhathizo eBhayibhelini, yimisebenzi isahluko 8, lapho uFilipu esehla, futhi watshumayela kumaSamariya, futhi bemukela uMoya Ongcwele, futhi babhabhathizwa ebizweni likaJesu Kristu. Isikhathi esilandelayo okwakhulunywa ngakho kwakulapho abezizwe bekwamukela imisebenzi 10:49. Futhi kwathi uPetro esakhuluma la mazwi, khangela uMoya Ongcwele wehla phezu kwabo, futhi babezwa. Ngoba babezwa bekhuluma ngendimi bedumisa uNkulunkulu. Khona-ke wathi uPetro, ukhona yini umuntu ongalala amanzi? Sibona ukuthi laba bemukele uMoya Ongcwele njengalokho esakwenzayo ekuqaleni. Waselayela ukuthi babhabhathizwe ebizweni lenkosi uJesu Kristu. Manje mangibe lenye into lapha, ngilitshengise nje enye into encinyane, ukuze lingakukhohlwa.
Ngizakwenza umzekeliso omncinyane. Ngiyakubeka zingaki izizubu izizwe zabantu ezisemhlabeni. Kulezi ntathu, Ham, Shem, labantu bakaJafethi. Bangaki abakwaziyo lokho? Sivela kulawo madoda amathathu kaNoah. Abantu bakaHam, abantu bakaShem, abantu bakaJafethi ngama-Anglo-Saxon, abantu bakaShem ngama izizukulwane ezintathu ngamaJuda abezizwe lengxenye yomJuda lo wezizwe. Manje nanzelelani, lapho lokho kukhona, futhi lo uHam, Shem, uHam loJafethi. Manje ubhaphathizo lokuqala olwake lwakhulunywa ngalo lwakhulunywa nguJohane umbhaphathizi. Bangaki abakwaziyo lokho kuba liqiniso? Kulungile, ngizakulibeka lapha khona ngalapha. UJohane umbhaphathizi, futhi uJohane wabhaphathiza abantu emfuleni weJodani, ebalaya ukuthi kufanele baphenduke futhi baziqondise ngoNkulunkulu, futhi bathengise impahla zabo, futhi bawondle abadubekayo, lamasotsha asuthiseke ngemali yabo, futhi lokuthi baziqondise ngoNkulunkulu. Abangaki abakwaziyo lokho? Futhi wababhaphathiza emfuleni waseJodani, hathi ukubacela, hathi ukubathela, kodwa wabacilisa. Nxa ungakukholwa, nansi isichazamazwi, kufumane nxa kungesikho. Ubhaphathizo okuyikuthi bhaphathiza, ukucwilisa, ukubekwa ngaphansi, ukungcwatshwa. Manje isikhathi sakuqala ubhaphathizo olwake lwakhulunywa ngalo kwakulapho. Ubhaphathizo lwesibili olwakhulunywa ngalo uJesu walisungula, uMathewu 28:19. Isikhathi esilandelayo ubhaphathizo olwakhulunywa ngalo lwalukumisebenzi 2:38. Isikhathi esilandelayo ubhaphathizo olwakhulunywa ngalo kwakukusahluko 8 semisebenzi. Isikhathi esilandelayo ubhaphathizo olwakhulunywa ngalo kwakukusahluko 10 semisebenzi. Futhi ke sisuka esikhathini lapho uJesu athi lapha, ngakho hambani lifundise izizwe zonke libabhaphathize ebizweni likaBaba lelendodana lelikamoya ongcwele. Manje kasiqondiseni lumbhalo. Kuqala ngilitshelile ukuthi akula ngitsho lombhalo owodwa eBhayibhelini lo ozaphikisana lomunye. Ngifuna ukuthi liwulethe kimi. Ngicele lokho okweminyaka engamathumi amabili lesithupha, futhi angikawutholi lamanje. Akula mbhalo ophiki nxa uphikisana lakho. Khona-ke kuludaba olulwetshwe ngumuntu, hathi mnumzana, akula kuphikisana eBhayibhelini. Manje lokhu wena wathi uthini ngalokho? Lapha kumi uJesu esithi, ngakho hambani lifundise izizwe zonke libhaphathize ebizweni likaBaba, iNdodana, umoya ongcwele. Futhi uPetro waphenduka khona emuva futhi wathi, phendukani lonke futhi libhaphathizwe ebizweni likaJesu Kristu. Nanko ukuphikisana kwakho kukhanyeleka njengakho. Manje nxa ubala ngengqondo yenyama futhi kunezinhliziyo evulekileyo, kuza kuba yikuphikisana. Kodwa nxa ungalibala ngengqondo evulekileyo, umoya ongcwele ukufihlile lokhu emehlweni abahlakaniphileyo labaqedisisayo. UJesu watsho njalo futhi wabonga uNkulunkulu ngakho, futhi wakwambula kuzingane ezingafunda. Nxa ule ngqondo futhi ungela ngqondo yokuzifunela okwakho, kodwa inhliziyo evuma ukuthi ifunde, umoya ongcwele uzalifundisa izinto lezi. Manje nxa kungaqathaniseki wathi ukwazi njani ukuthi uqondile? Awu, uqathaniseka lokunye konke kombhalo. Nxa ungeke ulokuphikisana sibili lapha. Manje ngifuna ukulibuza umbuzo, lesi isahluko sokugcina sikaMathewu ngizawuthatha esimweni esincinyane ukuze wonke umuntu, abantwana, baza kuzwisisa. Njengokuthi nxa ungabala indaba yothando, futhi ngemva kwayo yathi futhi uMary loJohni baphila bejabula kusukela lapho. Awu, uyamangala ukuthi uJohni loMary babe ngobani? Abaphila bejabula kusukela lapho. Manje nxa ufuna ukwazi ukuthi uJohni loMary ngobani, ungcono ubuyele emuva ekuqaleni kwebhuku futhi ufumane ukuthi uJohni loMary ngobani. Khona-ke buyela ngemuva ufumane ukuthi uMary kwakungubani, lokuthi imuli bani avela kiyo, lokuthi uJohni wayengubani, lokuthi imuli bani avela kiyo, lokuthi ibizo lakhe lalingubani, futhi lokuthi bachata njani. Lakho konke ngakho kunjalo na? Awu, leyo yinto efanayo ekubaleni iBhayibhili lapha. Lapho khangela uJesu kazange athi, hambani liyebhaphathiza abantu ebizweni likaBaba, ebizweni leNdodana, ebizweni likamoya ongcwele. Indlela abantu boziquntathu ababhaphathiza ngayo, akula mbhalo walokho eBhayibhilini. Akazange athi emabizweni, AMABIZO, amabizo akaBaba, iNdodana, lomoya ongcwele. Wathi ABIZWENI, ibizo, ubunye. Khangela iBhayibhili lakho lapho futhi ufumane nxa lokho kunjalo, uMathewu 28. ebizweni hathi ebizweni likababa ebizweni lendodana yiyo indlela umtshumayeli zikuntathu abhaphathiza ngayo ebizweni likababa ebizweni lendodana lasebizweni likamoya ongcwele lokho kakukho ngitsho lasebhayibhilini khona-ke ebizweni uthe awu khona-ke ebizweni likababa ndodana lomoya ongcwele khona-ke kulebizo elithile lapho awu ngabe ubaba elibizo bangaki abakwaziyo ukuthi baba ayisilo ibizo baba isihloko ndodana ayisilo bizo bangaki abakwaziyo ukuthi ndodana kayisilo bizo bangaki obaba abaphakathi lapha phakamisa isandla sakho mangaki amadodana aphakathi lapha phakamisani izandla zenu awu nguphi wenu obizwa ngokuthi ndodana nguphi wenu othiwa baba kulungile moya ongcwele akusilo bizo moya ongcwele yilokho oyikho bangaki abantu abaphakathi lapha phakamisa isandla sakho bona nankoke umoya ongcwele yilokho oyikho baba ndodana lo moya ongcwele akulalinye lawo elingamabizo akulabizo kukho awu khona-ke nxa wathi babhathiza ebizweni likababa indodana lo moya ongcwele singangcono sibuyele futhi sifumane lo ubaba indodana lo moya ongcwele anguye asivuleni kusahluko 1 sikamathewu khona-ke sibone wayengubani lumfo esifanele sibhabhathize ebizweni liphi futhi siyaqala manje ngomathewu isahluko 1 lendima 18 libalisise lina lonke manje wena obuze umbuzo ngifuna ukupha umzekeliso omncinyane lapha manje ngizabeka izinto ezintathu lapha ukuze uzwisise ngokusobala ngenze umzekeliso lawo amabhayibhili lamabhuku ukwenza umzekeliso kulungile ngifuna ukuthi lingikhangelisise futhi munye lamunye wenu angilandele manje manje lokhu lapha ngunkulunkulu ubaba lowu lapha ngunkulunkulu indodana lowu lapha ngunkulunkulu umoya ongcwele manje bangaki abazwisisayo likutsho ngemva kwami ngubani lo phansi lapha umoya ongcwele ngubani lo lapha ngubani lo lapha manje yiyo indlela aboziquntathu abakukholwa ngayo bona lokho kusenza amahedeni kuluhlaza nje kunjalo umjuda yiso isizathu ungeke wenze lutho ngomjuda wathi awungeke uqume unkulunkulu abe iziqa ezintathu futhi umnike umjuda kodwa ngeqiniso hatshi awungeke loba lami bona hatshi mnumzana ungunkulunkulu munye yikho kanye hatshi onkulunkulu abathathu manje nanzelela ukuthi kulula kanjani 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 okuyikho manje sizafumana manje ngubani lowu ngubani abanye khulumani liphumisele manje unkulunkulu indodana kunjalo na le yindodana awu khona-ke ubaba wakhe ngunkulunkulu kunjalo na bangaki abakholwayo ukuthi ubaba wakhe ngunkulunkulu phakamisa isandla sakho bangaki abakholwayo ukuthi unkulunkulu ngubaba kajesu kristu kulungile ngakho ukuzalwa kukajesu kristu kwaba kanje manje siyabuyela emuva ukufumana ukuthi ubaba indodana lomoya ongcwele ngubani lo umathewu athi babhathizelani ebizweni langakhona bona ibizo hathi amabizo manje ngoba angeke abe ngamabizo ngoba akulabizo lapho manje ukuzalwa kukajesu kristu kwaba kanje lapho unina umariya esegane ujosefa bengakahlangani wabonakala eselesisu sikankulunkulu ubaba ibhayibhili liyakutsho lokho na kuyini lokho ibhayibhili elikutshoyo wabonakala eselesisu sikamoya ongcwele khona-ke nguphi walaba ongubaba wakhe manje ibhayibhili latsho ukuthi lowu ngubaba wakhe futhi ujesu wathi lowu wayengubaba wakhe manje nguphi ongubaba wakhe na manje nxa wayelabo baba ababili manje kuthiweni ngakho nxa wayelabo baba ababili ungumntwana ozelwe ngaphandle komthetho manje kasibaleni phambidlana kancinyane khona-ke ujosefa umkakhe eyindoda elungileyo wayengathandi ukumthela ihlazo obala kodwa wayefuna ukumlahla ngasese kodwa kwathi esenakana lezi zinto khangela ingilosi yenkosi yabonakala kuye ephutsheni isithi josefa wena ndodana kadavida ungesabi ukumthatha umariya umkakho ngoba lokho akukhulelweyo kungokuka ini umoya ongcwele awu ubaba engaba ngubaba wakhe kanjani futhi umoya ongcwele abe ngubaba wakhe ngasikhathi sinye manje wayelabo baba ababili khona-ke nxa lokho kunjalo hatshi mnumzana umoya ongcwele ngunkulunkulu umoya ongcwele ngunkulunkulu ngakho unkulunkulu lomoya ongcwele ngumuntu ofanayo Kungenjalo, wayelabo baba ababili. Bona, siyafumana ukuthi uJohn loMary ngobani. Ngemva kwesikhatshana, kulungile. Siyafumana ukuthi uPetro noMateo babezama ukuphikisana omunye lomunye kumbe hatshi. Bona, uba umbhalo uziphikisa, ngikusilela ngokuzwisisa kukamoya. Kunjalo. Kodwa kwathi esanakana lezi, ngikutholile lokho. Indima 20, manje esi 21.
And she shall bring forth a son.
Njalo uzazala indodana lomuntu owayengwalaba umuntu oyedwa uNkulunkulu futhi uzayitha ibizo lakhe ini ngoba uzasindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Lokhu konke kwenzeka ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa yinkosi ngomprofeti esithi, khangela intombi izathatha isisu futhi izabeletha indodana njalo bazabiza ibizo lakhe ngokuthi ngu-Emanueli ngokuphendulelwa uNkulunkulu ulathi. Ngakho wayengubani uJohn loMary abaphila bejabula kusukela lapho? Kwakungubani lo owathi, ngakho hambani lifundise izizwe zonke libabhaphathize ebizweni likaBaba, indodana, umoya ongcwele. Wayengubani uBaba, ibizo likaBaba, indodana, umoya ongcwele? Ngeqiniso kwakunguye. Sibili, akula kuphikisana kulokho. Ngitsho la kancinyane, uyawuqondisa nje umbhalo. Wayengubaba, indodana, lomoya ongcwele, uNkulunkulu. WayenguEmanueli ehlala lathi, ehlala emzimbeni othiwa nguJesu. Manje ukufundisa kwabobunye ngokwebandla leYohanes, ngeqiniso angivumelani lalokho ukucabanga ukuthi uJesu munye njengalokho umunwe wakho owodwa. Kwakumele abe loBaba nxa engazange engaba ngubaba wakhe yena kanjani. Futhi nxa ubaba wakhe wayengumuntu njengalokhu aboziqu ntathu bekutsho, khona-ke wazalwa ngokuzalwa okungekho emthethweni ngabobaba ababili. Ngakho uyabona, lonke liyaphambanisa ngokuphikisana. Bona, kodwa iqiniso lakho yikuthi bonke ubaba, indodana, lomoya ongcwele yibuntu obubodwa ngokuhlala ethabhanekelini lenyama ukususa isono emhlabeni. Lokho yikho kanye uNkulunkulu elathi manje. Ngakho-ke lapho uMateyu 28:19, manje wena hlola imibhalo futhi lapho ongafumana lapho umuntu oyedwa eBhayibhilini. Manje cabanga ngakho, manje lingakuvumeli lokhu kuledlula. Lapho umuntu oyedwa eBhayibhilini owake wabhaphathizwa ebizweni likaBaba, lendodana, lomoya ongcwele, phenduka kini futhi ungitshele ukuthi mina ngingumzenzisi futhi ngizabeka isibonakaliso emhlane wami ngihambe phakathi kwedolobho. Akukho emibhalweni kusuka kuGenesisi kusiya kusambulo. Kodwa wonke umuntu eBhayibhilini obhaphathizwa ebizweni likaJesu Kristu. Uthi mana okomzuzu mtshumayeli uthini ngoJohane kazange abhaphathize loba ngaliphi ibizo ngitsho. Kulungile, siyafumana ukuthi kuyini okwenzakalayo. Kasivuleni kumisebenzi isahluko 19. Yikho lapho esithola khona abafundi bakaJohane. Wonke umuntu wayebhaphathizwe ebizweni likaJesu Kristu. Kusiya kuze kube manje, sithole leli qembu lapha, imisebenzi isahluko 19. Futhi kasiqaliseni ukubala manje. Futhi siyathola abafundi bakaJohane. Kwasekusithi lapho u-Apolosi lo owayeligqwetha eguquliwe eseKorinte, uPawulo wafika esedabule indawo eziphakemeyo ze-Efesu, ufumana abafundi abathile babengabalandeli bakaJesu. Nxa like lananzelela nje isahluko esedluleyo, ngaphambi kwalapho babesiba lesikhathi esikhulu baze bamemeza futhi bethokoza bangake abakwaziyo lokho kuliqiniso. Futhi u-Aquila loPrisila babesemhlanganweni futhi uPawuli loSayilasi babechayiwe futhi babahlubula futhi babafaka entolongweni. Kunjalo na, futhi beza lapha futhi bafumana u-Aquila loPrisila futhi babelemvuselelo phezulu lapho ngomtshumayeli webhaptisti obizwa ngu-Apolosi owayefakaza ngemibhalo ukuthi uJesu wayenguKristu. Manje uPawuli uyamthola. UPawuli wafika esedabule indawo eziphakemeyo ze-Efesu, ufumana abafundi abathile. Wathi kubo, lamemukela yini umoya ongcwele selokhu lakho lwayo? Manje wena mngane othandekayo webhaptisti, ngalokho ungajayi izisekelo ngaphansi kwesayensi yenkolo yakho lapho usithi wemukela umoya ongcwele lapho ukholwa. Kodwa uPawuli wayefuna ukubuza lawo mabhaptisti, lawemukela yini umoya ongcwele selokhu lakho lwayo? Manje khangela lokho abakutshoyo. Basebesithi kuye, siyakwazi ukuthi kukhona umoya ongcwele. Wathi kubo, kukuphi? Manje nxa ufuna ukuthatha isichazamazwi sesiGriki lapha, siza kutshengisa. Lapha babhathizwa kanjani? Kukuphi? Elapha babhathizwa kikho. Basebesithi kuye, ngaphansi kukaJohane, emuva lapha, uJohane wasibhabhathiza. Manje ngifuna ukubuza, nxa laba lo babhathizo lolo, ungasuthiseka ngalo, indoda efanayo, ehambisa uJesu emfuleni, futhi yabhabhathiza uJesu Kristu, leyo ndoda efanayo, yayibhabhathize abantu laba. Lolo lubhabhathizo oluhle kakhulu, hathi ukuchela, hathi ukuthela, kodwa ukucilisa, eJordani omdala olamadaka, endaweni efanayo, uJesu abhabhathizwa kuyo. Cabanga ngalokho. UPawuli wathi lawemukelwa yini umoya ongcwele selokhu lakho lwayo. Bona yena, wathi siyakwazi ukuthi kukhona umoya ongcwele. Wathi labhabhathizwa njani? Wathi zabhabhathizwa. Labhabhathizwa njani? UJohane. Manje khangela lokho uPawuli akuchoyo. Khangela lapha. Wasesithi kubo, lapha kolukaJohane, futhi ba, futhi khonake, uPawuli wathi, uJohane ngeqiniso wabhabhathiza, kuphendukeni, esithi ebantwini, kufanele bakholwe kuye lo oweza emva kwakhe, okuyikuthi uJesu Kristu. Bona, uJohane wabhabhathiza kuphela ekuphendukeni, kodwa ubhabhathizo lwamanzi, ebizweni likaJesu, lungo lokuthethelelwa kwezono. Inhlawulo yayingakenziwa leso sikhathi. Izono zazingeke zesulwe. Manje kwakuyikuphendula nje okwesazela, njengaphansi komthetho. Luka 16:16 wathi, umthetho labaprofeti kwakukhona, kwaze kwafika uJohane. Kusukela lapho, umbuso sewachunyayelwa. Manje khangela, futhi khangela, futhi uPawuli wathi ku... Manje khangela, selawemukela esifayifi, indima fayifi. Futhi lapho bekuzwa lokhu, babhabhathizwa futhi ebizweni likaJesu Kristu. Kunjalo na, khonake, abantu laba, abantu kumisebenzi tu, babhabhathizwa ebizweni likaJesu, amaJuda, abhabhathizwa ebizweni likaJesu, abezizwe babhabhathizwa ebizweni likaJesu. Futhi wonke umuntu eBhayibhelini lonke, wabhabhathizwa ebizweni likaJesu. Manje dinga indawo eyodwa lapho loba ngubani owake wabhabhathizwa ngenye indlela. Futhi ngizabuyela khona emuva lapha. Futhi ngilitshengise lapho ibandla likaKatolika likuvuma khona. Futhi ngithi ngiyakukhothamela. Futhi wathi kungaba lamanye amaProtestanti asindisiweyo ngoba balokulutshwane kwezimfundiso zamaKatolika. Njengokubhabhathiza ebizweni likaBaba, Ndodana lomoya ongcwele. Ukuthi ibandla likaKatolika elingcwele lilelungelo lokuguqula lokho kuqiniseka kusukela ebizweni likaJesu. Kusiya kubaba, indodana lomoya ongcwele, futhi ibandla lamaProtestanti liyakuvuma. Leli kalivumi, ngihlala leBhayibhili, ngiyakholwa iBhayibhili. Uthi mfowethu Branham uyalayela abantu ukuthi babhabhathizwe njalo impela, uPawuli wakwenza lapha. Manje khangela, ngasithatheni abaseGalatiya 1:8, futhi sifumane lokho uPawuli akuchoyo. Lanxa kungaba yithi kumbe ingilosi evela ezulwini engalitshumayeza ivangeli elehlukene ngabe ngoqalekisiweyo. Nankoke, nxa thina kumbe ingilosi, futhi uPawuli, indoda efanayo, walayela abantu ukuthi babhabhathizwe njalo, lokho, babe lobhabhathizo olungcono kakhulu ukwedlula lolo, elibelalo, mzalwane wami. Ngoba uJohane umbhabhathizi, wayengumzawa wakhe uqobo kaJesu, umzawa wakhe wesibili, ebhabhathiza umzawa wakhe uqobo emfuleni iJordani, futhi wachibilika khona lapho. Futhi wabhabhathiza abafundi bakaJohane. Futhi uJesu wathi, lokho akuyikusebenza. Kumbe uPawuli wakutsho. Futhi wabalayeza ukubhabhathizwa kakutsha ebizweni likaJesu Kristu. Bengakemukeli umoya ongcwele. Emva kokuba bememeza futhi bedumisa uNkulunkulu lokuba lesikhathi esikhulu, besiba lemvuselelo enkulu, enkulu, futhi befakaza ngeBhayibhili, ngesayensi yenkolo zabo, ukuthi uJesu wayenguKristu, bangaki abakwaziyo ukuthi ngumbhalo, isahluko 18, ngeqiniso kuyikho, nankoke. Ngakho, kakulambuzo kikho. Manje mangilinike okuncinyane okuqakathekileyo. Manje akazange aphume ohlelweni. Kodwa kuLuka, Mateyu isahluko 16, uJesu lapho, besehla phansi entabeni, uthi, abantu bathi mina, indodana yomuntu ngingubani. Abanye bathi ungu-Elija, futhi abanye bathi ungabaprofethi, futhi abanye bathi uyilokhu lokho. Wathi, kodwa lithi ngingubani. UPetro wathi, wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Khangela, ubusisiwe wena Simoni kaJona, indodana kaJonasi, inyama legazi akuzange kwambule lokhu kuwe. Amen. Ubona, kufanele kubuye isambulo sikamoya, inyama legazi alizange litshele u-Abhela ukuthi wayephambukile, uKayini ukuthi wayephambukile, akazange atshela u-Abhela ukuthi uKayini wayephambukile. kodwa kwakuyisambulo u-abhela ayelaso kwakuligazi siyeza kulo mbuzo yemizuzu embalwa kwakuligazi hatshi izithelo elasisusa esivandeni sase-Edeni kwakuligazi futhi u-abhela ngesambulo sikamoya kwambulwa ngunkulunkulu ukuthi kwakuligazi futhi yena ngokholo amahebheru 11:1 athi wanikela kunkulunkulu umhlatshelo ongcono kakhulu kulokakhayini lokho unkulunkulu wamukela umhlatshelo wakhe nanko-ke bona wakunikela ngokholo ngesambulo manje khangela inyama legazi kakwembulanga lokhu kuwe kuze kuyefika enkosini ujesu kodwa ubaba wami osezulwini wembulile lokhu kuwe futhi phezu kwaleli dwala isambulo sikajesu kristu phezu kwaleli dwala ngizakwakha ibandla lami futhi amasango esihogo akayikulehlula yikho lokho akutshoyo esikamoya isambu futhi ngithi ukuthi ungupetro futhi ngizakunika izihluthulelo zombuso futhi loba yini ngoba ulendlela kamoya evulekileyo phakathi kwalapha lasezulwini inyama legazi awuzange ungenise iseminari awuzange ungenise okwesikolo awuzange uthathe imfundo yesayensi yenkolo kodwa uthembele kunkulunkulu futhi unkulunkulu ukwembulile khona kuwe futhi ngempela kungumbhalo osobala owokubophanisa ndawonye ngithi ungupetro kunjalo futhi ngizakunika izihluthulelo futhi lokho okubophayo emhlabeni ngizakubopha ezulwini lokho okukhululayo emhlabeni ngizakukhulula ezulwini futhi upetro wayesikhulumi ngosuku lwepentekosti lapho bonke besesaba ukukhuluma wamemeza futhi wathi lina madoda ejudiya lani elihlala ejerusalema makwaziwe lokhu kini futhi zwanini amazwi ami laba kabadakwanga njengelikucabangayo sibona kulihola lesithathu losuku kodwa lokhu yilokho okwakhulunywa ngumprofethi kujoweli kuzakwenzakala ensukwini zokucina utsho unkulunkulu ngizathulula umoya wami phezu kwenyama yonke amadodana enu lamadodakazi azaprofetha futhi laphezu kwencekukazi zami incekukazi eyisisebenzi ngizakuthulula okomoya wami futhi ngizatshengisa izibonakaliso emazulwini phezulu lasemhlabeni phansi insika zomlilo lentuthu lenkungu kuzakwenzakala ngaphambi kosuku lwenkosi olukhulu lolwesabekayo lungakafiki ukuthi loba ngubani ozabiza ibizo lenkosi uzasindiswa nanko-ke oh minabo mangikhulume ngesihle kini lina ngokhokho udavida wathi wafa konke lokungcwatshwa futhi ingcwaba lakhe likanye lathi kuze kube lusuku lolu ngakho-ke engumprofethi wabona wambona ngaphambili esandleni sakhe sokunene futhi kangiyikunyikinywa njalo inyama yami izaphumula ethembeni ngoba akayikuchiya umphefumulo wami esihogweni futhi akasoze avumele ongcwele wakho ukubona ukubola futhi udavida ukonke ofileyo wathi futhi wangcwatshwa futhi ingcwaba lakhe likanye lathi lolu suku kodwa engumprofethi wabona ngaphambili ukubuya kwalo olungileyo lo unkulunkulu owamenza konke inkosi lo kristu oh minabo nanso imibhalo yakho nanso into yikho lokho manje siyafumana lapha khona-ke ukuthi indlela eqondileyo le ndlela eqotho le ndlela kuphela eyake yabekwa futhi upetro wayelezihluthulelo futhi ngosuku lapho etshumayela bathi manje khangela nanti ibandla lokuqala lina makatolika lalelani kulokhu lina makempbelaiti lalelani kulokhu lina mabhaptisti lamamethodisti lilalele kulokhu futhi lani mapentekosti lalelani kulokhu church of god amanazareni ama-preprimordiness lalelani kulokhu upetro wayelezihluthulelo futhi wayelegunya kungenjalo ujesu waqamba amanga futhi akwenzeki kuye ukuthi aqambe amanga izinto ezimbili ezingaphendukiyo akwenzeki ukuthi unkulunkulu aqambe amanga wayelezihluthulelo ujesu wamupha izihluthulelo lapho evuka ngosuku lwesithathu njengalokho wayelezihluthulelo zokufa lesihogo kodwa hatshi izihluthulelo zombuso upetro wayelazo kuqondile sibili futhi manje khangela petro ulezihluthulelo ezilenga ohlangothini lwakho futhi uyachumayela umbuzo uyabuya abaphendukayo bakuqala bebandla elitsha ibandla lesikristu lakuqala manje katolika manje baptisti methodisti presbyteriani ngabe lisemfundisweni yebandla elitsha umanani nxalikiyo ndoda labazalwane sizakwenzani upetro wasukuma futhi wathi phendukani lonke ngamunye wenu khangela mfana indlela ofaka ngayo lezo zihluthulelo lapha ukristu uzazifaka ezulwini phendukani lonke ngamunye wenu futhi libhabhathizwe ebizweni likajesu kristu yiyo indlela ongena ngayo kulokhu ethethelelweni lwezono zenu futhi lizakwamukela isipho sikamoya ongcwele. Izihluthulelo zathi khoxo lapha futhi wathi khoxo khonale. Yiso isizathu abafundi bakaJohane kwakufanele babuye futhi babhaphathizwe kakutsha njalo ebizweni likaJesu Kristu bengakahambi ezulwini bathole umoya ongcwele. Wagcina ilizwi lakhe. Ngakho akukudidi manje, ngabe kukudida, bona ngeqiniso, uMathewu 28:19, kwakuyizihloko, hatshi ibizo. Kulungile, sisasele sikhathi esiningi okunganani, singaba le mizuzu elitshumi lanhlanu yokuphendula eminye imibuzo embalwa ngokuphangisa, singaba layo. Kulungile, sizaphangisa khona masinya, yile mibili, phansi lapha ngaphansi, ebengifuna ukuyithatha ngokuphangisa, ihlanganiswe lalowo. Nga nginenelisa, konake, ngingathatha eminye yayo yonke ngesonto ekuseni. Ukayini, waye inzalo yenyoka na, lo ngomuhle. Nga kunjalo, kungani u-Eva engazange akhulelwe, kwaze kwaba ngemuva u-Adamu esemazile. Okufanayo, umbuzo olandelayo, ungendlela efanayo.
Was it a literal tree?
Kwakuyisihlahla uqobo leso u-Eva adla isithelo wabona ukuthi sasisihle ukusidla. Kulungile mfowethu dadewethu loba ngubani obekunguye, kasibuyeleni ngemuva kuGenesisi futhi sifumane enye into lapha. Kasiyeni kuGenesisi 3:8 nxa lingathanda. Kulungile futhi lalelisisani manje. Manje ngizaletha indaba, konke kwakumsulwa futhi kungcwele, kwakungela sono kumbe kungela kungcoliswa. Manje ngizathatha okwakho lumbuzo wakuqala kuqala. Isihlahla empilweni, phakathi kwesivande, phakathi kwesihlahla. Isihlahla sasingumfazi. Manje ngizafakaza lokho kini ngemibhalo, manje lingabekezela okwemizuzu emilutshwana. Sizathatha kuqala loba wakhulelwa engakamazi u-Adamu kumbe hatshi, kumbe ngaphambilini. Lalelani. Futhi basebesizwa ilizwi lenkosi uNkulunkulu lihamba esivandeni, futhi ekupholeni kosuku, futhi u-Adamu nomkakhe basebecatsha ebusweni benkosi uNkulunkulu phakathi kwezihlahla zesivande. Futhi inkosi yasibiza u-Adamu futhi yathi, ungaphi? Futhi wathi, ilizwi lakho ngilizwile esivandeni, futhi ngangisesaba ngoba nganginqunu. Manje kazange abekwazi lokho izolo kwangakhona. Enye into yayenzakele. Enye into yambula kuye ukuthi wayenqunu. Futhi ngasengicatsha. Futhi yasisithi, ngubani okutshele ukuthi unqunu? Udlile yini okwesihlahla? Edlile okwesihlahla kwamenza wananzelela wayenqunu. Njengoba ngihlala ngisitsho, lokhu akusikho kusoma, akangikutsholo ukusoma, kodwa nxa ukudla ama-apula kwabangela abafazi ukunanzelela ukuthi banqunu, kungcono sibaphe ama-apula njalo. Bona, kwakungasikho bunqunu, kwakungasiso sihlahla, i-apula abalidlayo kwakuyikuhlangana emacansini. Khangela, udlile yini okwesihlahla engakulaya ngaso ukuthi ungadli kuso? Futhi indoda yathi, umfazi owangipha yena ukuthi abe lami wangipha isihlahla futhi ngase ngisidla. Futhi inkosi yathi kumfazi, kuyini lokhu okwenzileyo? Futhi umfazi wasesithi, inyoka ingikhohlisile. Ha? Inyoka ingikhohlisile ngase ngisidla. Isikhathi eside engakakhulelwa, bona, ngo-Adamu. U-Adamu wamazi futhi wakhulelwa futhi wazala u-Abhela. Kodwa ngifuna ukulibuza nje ngokubona kwangempela nje manje, ukufakaza kini ukuthi waye isihlahla, umfazi wonke uyisihlahla sesithelo. Bangaki abakwaziyo lokho? Awusiso sithelo sikamama wakho ngeqiniso uyiso. Futhi phakathi kwesithelo kumbe phakathi kwesihlahla, isithelo leso okungafanelanga asithinte. Nxa ungananzelela, uJesu wayengasuye yini isihlahla sokuphila? Akazange athembise kuMathewu ongcwele kumbe uJohane ongcwele isahluko 6 yisinkwa sokuphila esavela kuNkulunkulu ezulwini. Nxa umuntu esidla emfazini, futhi khangela, ngokuzala ngomfazi sonke siyafa ngoba singaphansi kokufa. Kunjalo na ngokuzalwa ngumfazi.
We all live forever.
Ngokuzalwa indoda, sonke siphila kuze kube nini nini. Umfazi uyisihlahla sokufa, indoda ayisihlahla sokuphila. Ngoba umfazi akalampilo kuye. Kunjalo sibili, inhlanyelo yempilo iphuma endodeni, kuqondile, kungene emfazini. Futhi umfazi akasilutho, kuphela umfukameli, futhi ingane kayiqhunywaniswanga, kuphela inkaba. Ngitsho lethonsi legazi elilodwa likamama elikhona kungane, elizalwa egazini lakhe. Kodwa ngitsho lethonsi legazi elilodwa enganeni. Hamba ufumane, kumbe ubale ibhuku likadokotela, kumbe ubuze udokotela wakho, uzabona. Alikho lapho, hathi mnumzana, ngitsho lethonsi elilodwa lakho lakancinyane, uliqanda nje, yikho kuphela. Futhi impilo ivela endodeni. Lolo luhlobo oluhle ukutshengisa lokho ngomfazi. Ngokuzalwa kwemvelo, sonke kumele sife, ngoba sifile kwasekuqaleni. Futhi kuphela, ngendoda uKristu Jesu, singaphila. Futhi nanzo izihlahla ezimbili esivandeni seyideni. Alikuboni na? Futhi khangela, futhi kulolo suku, kwakule kerubi, elabekwa ukulinda lesi sihlahla, ukuthi nqa, bengavele banambithe leso sihlahla sokuphila. Bonke, babengaphila kuze kube nini nini. Bangaki abakwaziyo lokho, babeza kuphila kuze kube nini nini. Futhi isikhathi sokuqala besinambitha, ingilosi yathi, sizasilinda. Futhi bafaka amakerubi lapho, kanye lenkemba ezivuthayo ngasempumalanga ukusilinda. Basi kuyisela empumalanga, futhi balinda leso sihlahla ngenkemba ezivuthayo, ukuze bangangeni ukusithatha lesi sihlahla. Futhi lapho uJesu esiza wathi, niyisinkwa sokuphila, ukuthi umuntu odla lesi sinkwa, akasoze afe. Nanso isihlahla sakho, nango umfazi wakho, nako ukuhlangana kwakho kwemacansini, okuletha ukufa, ngeqiniso, njengokuba kunesifo semacansini, kulokufa okuthiwa yiso, futhi ngeqiniso, njengoba kunokuzalwa kukamoya, kulempilo elaphakade okuthiwa yikho. Ukufa kwabuya ngokuzalwa komfazi, futhi impilo yabuya ngokuzalwa kwendoda. Amen. Nankoke. Manje asithatheni emuva kuKayini. Ungangitshela lapho lowo moya, lalolo lunya, olwavela khona. Nxa uKayini, khangela, nxa uKayini wayeyindodana ka-Adamu, owayeyindodana kaNkulunkulu, bavela ngaphi lobo bubi? Into yokuqala lapho ezalwa, wazonda, wayengumbulali, wayelomhawu. Futhi manje, thatha imvelo kababa wakhe. Ukuqala sibili ekuqaleni, uLucifer. Futhi wayekhona ekuqaleni, wayelomhawu ngoMikayeli. Lokho okwaqala uhlupho lonke, bangaki abakwaziyo lokho. Futhi uKayini, wayeyimvelo kababa wakhe. Ukuthi wayelomhawu ngomfo wakhe, futhi wambulala. Lelo elimsulwa, leyo mvelo, yayingeke iphume kuleso sifula esimsulwa. Kwavela, kwakufanele kuphume kulesi sifula esiphambukisiweyo. Futhi nanzelela, uKayini, masinyane lapho ezalwa. Futhi ke uAbela wazalwa emva kwakhe. Konake, wakhulelwa ngo-Adamu, futhi wamazi, yena. Futhi wazala indodana uAbela, futhi uAbela, waye ngumfanekiso kaKristu. Futhi lapho uAbela ebulawa, uSethi, wathatha indawo yakhe, ukufa, ukungcwatshwa lokuvuka kukaKristu ngomfanekiso. Kodwa manje, uKayini wakhonza, konke okwemisebenzi yakhe yenyama, njengebandla lenyama lamuhla, bayahamba ebandleni, bayakhonza, uKayini wakhonza, waye ngayisuye ongakholwayo, waye ngayisilo ikhomanisi. UKayini wayelikholwa, wahamba kuNkulunkulu, wakha i-altare, wenza yonke into yenkolo, uAbela ayenzayo, kodwa wayengelasambulo sikamoya sentando kaNkulunkulu. Kalibusiswe ibizo lenkosi. Nankoke, liyakubona, wayengelasambulo sikamoya, futhi yikho okuluhlupho ngebandla lamuhla. Futhi uJesu wathi uza kwakha ibandla lakhe kuleso sambulo sikamoya. Liyakubamba. Oh, minabo, amehlo akho angavuleka manje. Bona, isambulo sikamoya. UKayini weza, wakha i-altare, wakhonza, waletha umhlatshelo, waguqa phansi, wamdumisa uNkulunkulu, wakhonza uNkulunkulu, wenza yonke into yenkolo uAbela ayenzayo. Futhi uNkulunkulu wamala ngempela ngoba akazange abe lesambulo sikamoya. Landela lowo mzila ofanayo kaKayini, kusehla kusiya emkhumbini, kusuka emkhumbini kukhwela kusiya phezulu kuIsrayeli, kusuka kuIsrayeli kusiya kuJesu, futhi kusuka kuJesu kusiya kuze kube lisuku lolu. Futhi ubone, ngalelo elenyama ibandla lemfundiso yasekuqaleni, elilukhuni, lelomileyo elezemfundo. Ngitsho abantu abalemibhalo, abakwazi yonke imfundiso, lesayensi yenkolo, bangakuchasisa, mfana, kanjalo nje, kodwa kungela sambulo sikamoya.
Kunjalo, leyo imfundiso kaKhayini. IBhayibheli lathi, maye kibo ngoba bahamba ngemfundiso kaKhayini, bagijima ngamaphutha kaBhalamu, futhi babhubha ekuphikeni kukaKhora, ibhuku elifanayo. UJuda wathi, babemiselwe ngaphambili kulokhu kulahlwa, ngeqiniso banjalo. Bona, waye yini uBhalamu? Waye ngubhishophi, waye phezu kwebandla lonke, wabuya phezulu lapho esemfundisweni yasekuqaleni, ngalokho ayengaba yikho. Wanikela mkhangeleni emile phezulu lapho kwabezodumo emile phezulu lapho ngodumo lwabo olukhulu futhi babengasibo abangakholwayo babengamakholwa leso sizwe sakomowabi savela kundodakazi kaLothi uLothi lo owaphila indodakazi kaLothi owaphila lobaba wakhe futhi wakhulelwa futhi wazala umntwana futhi lowo mntwana waye waphuma isizwe samamowabi futhi babeyinhlanganiso yesonto enkulu abakhulu abantu abacobezelayo futhi babe lezinkosana lamakhosi labodumo babe labobhishophi lamakhadinali lakho konke futhi nanku kusiza ixuku labagiqiki abangcwele elinye iqembu u-Israyeli ixuku elidala kancinyane elalingayisilo lenhlanganiso yesonto inhlanganiso zamasonto ezixubeneyo futhi benza into yonke eyayikhona emephini eyayimele yenziwe imbi njalo kodwa lokho okwakuyikho babe lesambulo sikamoya futhi uNkulunkulu wayelabo emsikeni yomlilo oh ngiyazi babe lezinto zenyama futhi abantu bathi ixuku elinjalo labasalele emuva njengalelo kungelalutho lokwenza kodwa ukubakhahlelela phandle kodwa babe lesambulo sikamoya futhi babe ledwala elatshaywayo babe lenyoka yethusi babe lensika yomlilo eyayihamba labo haleluya yazi licabanga ukuthi nizwa amadlabuzane kodwa anginjalo ngizwa kahle nje nanzelela lapho ngicabanga lo uNkulunkulu ofanayo lamuhla uhlala lathi lokhu kuyisambulo sikamoya selizwi sibili kuyikho kuqondile laphakade ngalibusiswe ibizo lenkosi yebo mnumzana nangu emile phezulu lapho wemfundiso yasekuqaleni wona amaxuku amabhaptisti lamapresbyterian bemaphezulu oqaqeni futhi bethola ubhishophi wabo phandle lapho futhi nje babe ngabe enkolo njengabo futhi lohlobo lwenkolo olufanayo bakhonza uNkulunkulu ofanayo bathi khangela phansi lapho lelo xuku lengcekeza ngani abala ngitsho lenhlanganiso yesonto abasilutho kodwa ixuku labakhalayo abakhalayo abagiqiki abangcwele kunjalo na khona kanye babe yikho nxa ungakholwa ukuthi babe ngabagiqiki abangcwele buyisela kuGenesis futhi ufumane lapho bechapha futhi isimanga senziwa futhi uMiriam wathatha ithamborini futhi wehla phansi okunjini eyichaya edansa emoyeni futhi uMose wahlabela emoyeni ngalelo kungayisilo xuku lalokho esikubiza abakhulekileyo abagiqiki abangcwele angikwazi okuyibo ukuhlabela lokweqa lokudumisa futhi sonke isikhathi izizwe zabazonda kodwa uNkulunkulu wayekanye labo babe lesambulo sikamoya sasilandela leyo nsika yomlilo futhi uMowabi wathi manje khangela lapha sizakubiza bonke amakhadinali labo bonke obhishophi labo bonke labadala bezigaba lokubakhupha phandle lapha sizakwenza ulutho ngakho ngoba siyisizwe senkolo asiyikuvumela leyo mfundiso yamanga ihlanganiswe lenhlanganiso yethu enhle futhi babakhuphela phandle lapho futhi bakha ama-altari alithumi lambili yikho kanye u-Israyeli ayelakho ama-altari alithumi lambili babeka imihlatshelo elithumi lambili kuwo inkunzi khona kanye u-Israyeli ayelakho lokho uNkulunkulu ayekufuna babeka izimvu ezilithumi lambili kulo kumela ukubuya kwenkosi uJesu Kristu izimvu ezilithumi lambili endaweni zombili bonke abodumo obhishophi futhi labo bonke bema ngalapho balumathisa umhlatshelo bakhuleka baphakamisa izandla zabo kuJehova futhi bathi Jehova sizwe kuyini ababezama ukukwenza futhi obhalamu babo abadala bahamba phambili njengalokhu futhi umoya wehla phansi phezu kwakhe sibili kodwa wayengwenyama umoya ungawela phezu komzenzisi iBhayibheli lacho langizwa ngifundisa lokho manje izulu lina kwabalungileyo labangalunganga kodwa kufanele kuqathaniseke lelizwi nanko lapho okuthola khona khonake lapho ekwenza futhi lapho umoya loba uphezu kwakhe wakhuluma iqiniso wazama ukuqalekisa u-Israyeli futhi wabusisa u-Israyeli manje nxa uNkulunkulu nje ehlonipha ibandla elihle lobhishophi omuhle lomfundisi omangalisayo ixuku labantu bezimfundo wayebotshelwe ngomlando ukwamukela lowo mhlatshelo ngoba wayeqondile ngezikalo njengoba u-Israyeli wayeqondile kodwa akazange abe lesambulo sikamoya selizwi lentando kaNkulunkulu nanko-ke yiwo umehluko lamuhla Kangela uJesu bona bathi khatshana lalomfo siyakwazi ungumsamariya uyahlanya ungasifundisa hawu wazalelwa ebufebeni awusilutho kodwa umntwana ozelwe ngokungekho emthethweni ukuza lakho ngubani ubaba wakho uthi uNkulunkulu ngubaba wakho wena mhlambalazi ngani utsho ukusitshela thina besingabatshumayeli besingobhishobhi kudlulisela kubo baba omkhulu 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 bethu babengabatshumayeli labo bhishobhi sizelwe futhi sakhuliswa ebandleni sedlule kumaseminari aphakemeyo enkolo siyalazi lonke ilizwi kuze kuthi ngqe futhi uzama ukusifundisa wahamba kusiphi isikolo wakuthola ngaphi ukufunda lokhu
wathi lingabakayihlo udeveli watsho uJesu
babengela zibonakaliso lezimangaliso phakathi kwabo babengela kusilisa kwaphezulu lezinto phakathi kwabo babengela zibusiso phakathi kwabo kodwa uJesu ngempela wayeyisambulo sikamoya semibhalo bathi ngani kulotshiwe usibanibani futhi uJesu wathi yebo futhi kulotshiwe njalo kodwa uNkulunkulu waqinisa umuntu wakhe ngezibonakaliso zakhe uPetro wathi okufanayo kumisebenzi 2 wathi lina madoda akoIsrayeli uJesu weNazaretha indoda efakazelwe nguNkulunkulu phakathi kwenu ngezibonakaliso lezimangaliso uNkulunkulu azenzayo kuye phakathi futhi lokho lani lonke ngokwenu elikwaziyo nankoke yena ekhululwa ngokwangapha ngeSanhedrin Council enkulu phezulu lapho kodwa ngokwazi ngaphambili kukaNkulunkulu uNkulunkulu emgcoba ngaphambili ukufa ngalokhu kufa linikele ngezandla ezilolunya lezimbi libethele inkosana yokuphila leyo uNkulunkulu ayivusileyo futhi singabafakazi bayo umthumayeli bani kazange wayengenelisi ngitho ukubhala ibizo lakhe uqobo kodwa wayemazi uNkulunkulu bathi bamqaphela ukuthi wayelo Jesu ngeqiniso kuyisambulo sikamoya oh minabo manje nankoke uKhayini wayekulolo sendo nje lelo bandla lenyama lisenzileni ofanayo lamuhla ibandla likamoya lokhu lisasele insika yomlilo lokhu lisasele izibonakaliso izimanga lokhu lisasele uKristu ofanayo okuqinisa indlela yonke evela eundlwini elifayo lasesivandeni seyideni ukuze kube yikubuya kwesibili kweundlu impela ofanayo izolo lamuhla lanini nini futhi lolo sendo lukaKhayini abezenkolo futhi lulolongiwe labezimfundo khona phansi ngokufanayo okufanayo nje nsuku zonke njengokufanayo abachothozi labahluphi njengalokho uKhayini ayeyikho kuAbhela banjalo lamuhla futhi bahlezi benjalo futhi bazahlala benjalo abenyama abangakholwayo unjalo manje uGenesis 3:8 futhi ngifake u20 lapha bengikhanyele isikhatshana esedluleyo futhi uAdamu wabiza umkakhe Eva ngoba wayengumama wabo bonke abaphilayo bona lokho kwakungemuva kwalokhu kukhohlisa okwase kuvele kwathatha indawo uKhayini waye manje mana uthi inyoka kanjani inyoka kodwa mfowethu khangela lapha ibhayibhili alitsho ukuthi wayeyinyoka ibhayibhili lathi wayeyisilo esihlakaniphe kulazo zonke izilo zasensimini yayingayisiso sidalwa esikuquzelayo yayiyisilo yayiyi futhi lapho futhi mangilinike lokhu njengesiboniso esincinyane phakathi kwethu ngalingathanda yikho lapho isayensi edideke khona into eseduze kakhulu abangayithola emuntwini yichimpanzi bangaki abakwaziyo lokho kodwa kulenye into phakathi lapho abangeke benze amathambo echimpanzi ahlangane lamathambo omuntu kukanti kuyinto eseduzane bengamletha phezulu kusuka kushobishobi bengamletha ekubeni liqoqo bengamletha phezulu enyamazaneni futhi zonke inyamazana bengamletha abe libhere uthathe ibhere futhi ulihlubule isikhumba linjengomfazi omncinyane into efanayo nje umbuyisele emuva lakho konke ubambise lapho futhi uhambe udonse umfazi njenge umise umfazi njengalokho uyafanana njengebhere unyawo luphuma ngokufanayo futhi isandla siphuma njengalokhu njengomuntu kodwa ichimpanzi iyasondela kulalokho iphosa ibe kodwa abakutholi nansi imfihlo encinyane nxa ufuna ukwazi yakwazi ukuthi kungaphi ufihliwe kubo bangagebha wonke amathambo abawafuna ukuwagebha bangagebha ababazi bengagebha labezesayensi futhi abahlela izikhathi zembali bengalinganisa izilinganiso zesikhathi ngezilinganiso ze-athomu kodwa abasoze bakubambe ngoba kwakuyinyoka eyayinjengomuntu ukwedlula enye into yonke eyayikhona emhlabeni futhi uNkulunkulu wamqalekisa futhi wabekwa phansi ngesisu sakhe futhi usebuyele njalo waba yinyoka kungela kufanana lomuntu manje ngaya nje ikhanda lakho bona abezesayensi futhi mabathathe lokho okwesikhatshana Kodwa iBhayibheli liyatsho ukuthi wayehlakaniphe kakhulu kuzo zonke izilo zasensimini. Kunjalo, wayeyileso sihlanganiso esimaphakathi komuntu lenkawu. Futhi uNkulunkulu wamqalekisa, futhi wambeka phansi ngesisu sakhe ngenxa yento ayeyenzile. Wakhohlisa lumfazi, futhi waletha indodana yakhe yokuqala okwakunguKhayini. Emva kwemvelo yokuphefumulela kwenyoka uqobo, udeveli owangena enyokeni wenza lokho. Futhi ke wakhulelwa, futhi wazala, wakhulelwa njalo emva kokuba esekhohlisiwe. Manje khangela, wakhohliswa, wayephose awu, wenza okubi. Kodwa yena ngempela wayesemthethweni lapho ekhulelwa ngendoda yakhe, ngoba lokho kwakungabe kwaba kaningi izikhathi eziningi emva kwakho, inyanga eziningi lensuku eziningi emva kwalokho. Awungeke ukutsho lokho, asikwazi. Kodwa wazala ngo-Adamu. Futhi omunye umuntu olombuzo othi awu, indodana wathi wayesiya uKhayini ezalwa, wathi wathola indodana enkosini. Impela ngeqiniso kwakufanele kube njalo, kwakungumthetho wemvelo. Yiyo kanye indlela oyiyo lamuhla. Lapho uzalwa, uNkulunkulu kabuyi phansi nje futhi akwenze. Ulihlumela likababa wakho lomama, futhi uzakubale abantwana bakho, kuzakuba ngamahlumela akho. Ikuzalana isikhathi sonke, khona kusehla phansi, njengezihlahla zentanga lezinto ezinjalo, kodwa kubuyela ekuqaleni. Ngithemba lokho kuyakuchasisa. Silesikhathi esiningi okunganani, asilaso esinye esiningi. Lalelani kulowo omuhle okulandelayo esikutholayo ngesonto. Ngomoya munye sibhaphathizwe sonke emzimbeni munye. Sizathanda ukuba kwazi lokho. UKristu ngesikhathi manje ngicabanga ukuthi ngithola eminye imibhalo emihle kulokho. Nanku omuhle njenge lingangivumela nje omunye umzuzu owodwa kumbe emibili ukuphendula lokhu. Ungaziphendula wona. Lapho usithi ababi kabayikutsha laphakade, hawu, manje ngenza iJehova Witness ibaleke, angikwenzi na? Lapho usithi ababi abasoze batshe laphakade, utsho ukuthi esihogweni kumbe echibini lomlilo? Ngiyakwazi ithi kusambulo leso isahluko 20 ukuthi isihogo sizaphoselwa echibini lomlilo. Nxa bengatshi laphakade, khona-ke kuyini okwenzakalayo ngabo? Njengoba ngisanda kuqeda nje ukutsho, mfowethu kumbe dadewethu, loba kungubani, bayatshabalala, abaseyilutho balesiqalo, futhi lapho bayaphela, abaseyilutho futhi. Kuyakuba kanjani kuze kube nini besitsha? Lokho kunzima okukutsho, kodwa khangela lapho. Nxa nje ungathola lokhu engqondweni yakho, bona kulula kakhulu. Kukhona kuphela uhlobo olulodwa lwempilo elaphakade, futhi leyo iza ngoNkulunkulu ngokwakhe. Futhi uNkulunkulu kuphela uyimpilo elaphakade. Nxa ungafika lapha kusichazamazwi, ukhangele ibala lesiGriki, zoe. Zoe kuyimpilo elaphakade. Impilo elaphakade nguNkulunkulu. Futhi uJesu wathi ngabanika impilo elaphakade. Futhi nxa ungakhangela lapha kusichazamazwi kwathi zoe, leyo yiyo kuphela impilo elaphakade ekhona. Akula ndawo eBhayibhilini lapho elake lathi kuza kuba lesihogo esilaphakade, lathi baza kutsha kuze kube nini lanini. Manje ukuthatha ibala nini, khangela isikhathi esingalinganisekiyo. Linanzelele lapha eBhayibhilini, bangaki abake bakuzwa kukhulunywa futhi isikhathi esingalinganisekiyo le ayo, bangaki abakwaziyo ukuthi isikhathi esingalinganisekiyo kulibanga lesikhathi. Ngani? Sibili, loba ngubani uyakwazi ukuthi isikhathi esingalinganisekiyo kulibanga lesikhathi? Futhi baza kutsha okwesikhathi esingalinganisekiyo lokho ngamabanga esikhathi. Bazaphoselwa echibini lomlilo, futhi baza kutsha okwesikhathi esingalinganisekiyo. Isikhathi esingalinganisekiyo kutsho amabanga esikhathi. Bangatsha izigidi ezilikhulu zeminyaka ekujezisweni, kodwa ekucineni kumele bafike ekupheleni, ukutshabalala ngakho konke. Bona, ngoba yonke into engaphelelanga iphambukisiwe kokupheleleyo. Futhi kwakulesiqalo, ngakho kumele ibe lesiphetho. Kodwa thina esikholwa enkosini uJesu Kristu, sile zowi, impilo kaNkulunkulu uqobo phakathi kwethu. Futhi sile mpilo elaphakade, kungayisikho ukuba le mpilo kuze kube nini lanini. Isoni sile mpilo kuze kube nini lanini. Kodwa thina sile mpilo elaphakade. Umfowethu Cox kungasikude, ngangihlezi egumeni lami ngaphambili singakafiki emva kokuba lamadwala lapho, futhi wadobha encinyane insalela endala yamathambo, into endala, futhi wathi Bowethu Branham, kudala okunganani lokho. Oh, ngathi ngokulandela izikhathi zembalini, ungathi ukuthi kuyininyaka ezinkulungwane ezilithumi ubudala, olunye uhlobo oluncinyane, inunu endala yaselwandle, eyake yaphila ngesinye isikhathi, inyamazana yolwandle encinyane. Kungabe yaphila khonale ngemuva ezikhathini ezedluleyo. Wathi cabanga nje ukuthi impitshane okunganani impilo yabantu eyiyo kuleyo mpilo. Ngathi, oh, kodwa mfowethu, into leyo iyaphela, kodwa impilo esilayo kuKristu kayipheli. Lokho kungaphila nini nini, kabili kumbe kathathu, kodwa akusoze kube lempilo elaphakade. Ngoba impilo elaphakade ivela kuNkulunkulu kuphela. Laphakade, lo ozwayo amazwi ami, futhi akholwe kuye ongithumileyo, kule mpilo elaphakade, futhi akasoze abuye ekwahlulelweni, kodwa usedlule ekufeni waya ekuphileni. Nanko-ke, uyathola impilo elaphakade ngokuba ulikholwa. Ongakholwayo ule mpilo kuze kube nini nini ilaphakade ikholwa lile mpilo elaphakade futhi angeke abhubhe ngoba kungulaphakade kodwa ikholwa uzahamba ongakholwayo uzadlula emhlabeni uzadubeka izinhlupho lokho akubiza ngokuba lesikhathi esikhulu uphi esiba lesikhathi esikhulu abafazi iwayini lesikhathi esikhulu ucabanga ukuthi uyaqhubeka uzakufa uzakuya echibini lomlilo lesibabule esivuthayo lapho ukuvutha kuqhubeka nini nini la nini nini futhi mhlawumbe izigidi zamakhulu eminyaka umphefumulo wakhe ungahlukuluzwa echibini lomlilo lesibabule ni wena uthi kuza kuba njengesibabule esijwayelekileyo na ngiyakukholwa kuza kuba ngokuphindwe kazigidi ukwedlula lokho ngiyakholwa awungeke ukuchaze ngomlilo ngomlilo wangempela isizathu kuphela kubekwa ngomlilo lo mlilo uyinto eqothula kakhulu esilayo uyaqothula impela futhi kubhidlize yonke into umlilo uyakwenza awu khona-ke kuza kuba phakathi lapho kodwa uzakuba lo mphefumulo oza kujeziswa ngohlobo oluthile manje kufanele uqaphele ibala umlilo ngoba umoya ongcwele usetshenziswa ngokuthi umoya ongcwele lo mlilo ngoba umlilo kamoya ongcwele uthisa isono bona futhi wenza kuhlanzeke kodwa lumlilo uvela esihogweni wathiwa ichibi lomlilo futhi loba yini okuyikho kuyisijeziso ngokuhlukuluzwa indoda enothileyo yaphakamisa amehlo ayo isesihogweni futhi yathi thumela uLazaro lamanzi amancinyane eminweni yakhe ukufaka endebeni zami ngoba lawo amalangabi ayangihlukuluza ungacabangi ukuthi akulasihogo esivuthayo lesihogo sangempela leso sikhona nga kulodeveli wangempela kulesihogo sangempela kodwa uyabona yonke into ephambukisiweyo ilesiphetho kiyo ngoba ekucineni kumele iphenduke kulobo bumsulwa lobungcwele bukaNkulunkulu futhi uNkulunkulu ulaphakade futhi nxa sile mpilo elaphakade uNkulunkulu uphakathi kwethu futhi angeke sife njengoNkulunkulu engeke afe nanko-ke manje indaba iyachasisa sibili ngokwayo bona futhi ikwenze kuqonde manje kasiboneni bengile kangazi loba yebo kuyini okuza kwenzakala kubo bayachabalala akusela lutho kubo umphefumulo uyahamba umoya uyahamba impilo iyahamba umzimba uyahamba imicabango iyahamba imikhumbulo iyahamba futhi akusoze kube le micabango ngitsho eyobubi kumbe kwake kwenzakala enkazimulweni kunjalo konke kuza kuba ungakucabanga ukuthi lapha kuza kuba labantu khona lapha kulingxenye alitsho yini ibhayibhili le micabango yababi izabhubha imicabango yonke yakho izabhubha kuza kuba lo muntu lapha nangu uNkulunkulu omkhulu lo ongcwele lapha futhi ngisazi lokho ukuthi phandle ngale ngumgodi kanye le miphefumulo etshayo kiwo ngani lelo akungeke kube lizulu imicabango ngokwayo umkhumbulo ngokwawo yonke into ephambukisiweyo wonke umcabango omubi yonke into izabhubha lento yonke embikiyo futhi kasiyi kuba yilutho kuphela obumsulwa lezoyi impilo kaNkulunkulu elaphakadeni futhi okwezikhathi kusiya lokuya 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 kusoze kwaphela kuza kuba laphakade bangena ekujezisweni okungapheliyo kodwa abalungileyo bangena empilweni elaphakade liyakubamba ukujeziswa okungapheliyo impilo elaphakade kungumehluko onganani manje bona aku manje ngiyazi kini bathandekayo bami abancinyane angitho ukuzama ukuzitshengisa njengowazi konke Nga ngiyenza lokho manje ngile mithathu kumbe emine eminye imibuzo emihle ngizayithatha ngesonto ekuseni inkosi ithanda manje khangela bona le ivusa imibuzo ngingumthumayeli omdala ngile minyaka engamachumi amabili lesithupha enkonzweni futhi ngilokubonga kakhulu ngalokho ukuthi ngingatsho lokho okwami angikaze ngizame ukuzama ukutshengisela loba yini empilweni yami kungazange kuqala kwambulwe futhi ngilokubonga kakhulu ukuthi ingilosi yenkosi lowo engingela mfundo ngingela kwenelisa futhi lingilosi yehla phansi futhi ibe lusizo lwami oluthunywe luvela kuNkulunkulu futhi akakaze angitshele into eyodwa kodwa lokho okwahlangana ndawonye kusukela kuGenesis kusiya kusambulo kanye lalokho oko kuthi kwaze ngaloba phansi khona ngokuphangisa lapho esithi futhi uzathatha isipho sokusilisa kwaphezulu futhi ngakubhala phansi ngendlela akutsho ngayo futhi pose iminyaka emithathu isiyedlule umaneja wabizela ukuqaphela kwami kikho wathi mfowethu Branham uke wananzelela lokho kuphelele waze wakutshela isipho bona kazange athi isipho futhi wonke umuntu eBhayibhelini isipho sonke siyisipho kodwa ukusiliswa kwaphezulu futhi kuyisipho kuyizipho zokusilisa ungaba lenhlobo yonke yezipho zokusilisa indlela ezehlukeneyo kodwa zonke ezinye isipho sokuprofetha isipho salokhu kodwa ukusilisa kwaphezulu kusekunengini izipho futhi kangizange ngikunanzelele lokho ukuthi umoya ongcwele uphelele sibili kayibusiswe inkosi. Uyazwisisa ukuthi umoya ongcwele ofanayo owabhala iBhayibheli lelo ngamakhulu amadoda amakhulu eminyaka bethiyene futhi ngitsho lo yedwa wabo owehlukanayo komunye wonke ngamunye wabo wayephelele futhi omunye kazange azwe ngomunye futhi uPawuli wehla phansi futhi wayephansi e-Arabhiya futhi akazange ngitsho avakatshele iJerusalema okweminyaka elithumi lane kodwa wayephansi eJerusalema futhi phansi wahamba esuka ngazange aye eJerusalema kodwa phansi e-Arabhiya futhi waqala ukuthumayela engazange abone uPetro labanye babo bonke okweminyaka elithumi lane futhi lapho besiza ndawonye babethumayela into efanayo ubhaphathizo lwamanzi ebizweni likaJesu Kristu losiliso lwaphezulu lamandla kaNkulunkulu.
I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. Just so glad that I can say I'm one of them. There are people almost everywhere whose hearts are all on flame. With this fire that fell at Pentecost, that cleansed and made them clean. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in the upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad I can say I'm one of them.
Listen, lalelani ngilombiko omncinyane kini.
Come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing, and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Awuthokozi na ukuthi ngomunye wabo kuyini ngumoya owambulayo kuyisambulo sikaNkulunkulu phezu kwaleli dwala kangilandaba nxa ubhishopi omkhulu umpristi wekatolika wahlala kungasikude endlini yami futhi wathi mnumzana Branham ngibuye kukubuza umbuzo ngathi kulungile mnumzana wathi ngile ncwadi lapha evela kubhishopi isiza kuwe ngathi kulungile mnumzana wathi izitsho ozenzayo uzabamba isandla sakho futhi ufunge ngokuqinisekileyo ukuthi uzakhuluma iqiniso ngathi angisoze ngathi ibhayibhili lathi ungafungi ngamazulu kumbe ngomhlaba ngoba isenabelo senyawo zakhe makuthi oyebo bakho babe nguhatshi loyebo nxa ubhishopi efuna ukuzwa lokhu elizokutsho uzathatha ilizwi lami ngakho nxa engakwenzi kangifungi. Lumpristi omncinyane phezulu lapha ebandleni isakada wathi, wabhaphathiza yini uPauline Fraser ngosuku oluthilethile? Ngathi ngakwenza mnumzana, phansi emfuleni Ohio. Wathi, wambhaphathiza njani? Ngathi, ngambhaphathiza ngokucwilisa ngaphansi kwamanzi ebizweni lenkosi uJesu Kristu. Wakubeka phansi. Wathi, uyazi ibandla lekatolika lalivame ukubhaphathiza njengalokho? Ngathi, nini? Wathi ngesikhathi sokuqala. Ngathi yisiphi isikhathi sokuqala? Wathi awu ekuqaleni. Ngathi kuphi ukuqala? Wathi eBhayibhelini. Ngathi utsho ukuthi eli kubafundi? Wathi sibili. Ngathi ubiza amakatolika kumbe uthi abafundi babe ngamakatolika? Wathi sibili babe yiwo. Ngathi bengicabanga ibandla lekatolika kalizange liguquke. Wathi aliguquki. Ngathi khona ke kungani uPetro wathi pendukani libhaphathizwe elizweni likaJesu Kristu futhi wena uthi lo kwakungu lo wayengupapa? Yebo. Ngakho kungani ubhaphathiza elizweni likaBaba ndodana lomoya ongcwele futhi wacwilisa futhi liyachela? Manje kuyini okwenzakeleyo? Wathi, kodwa uyabona. Wathi, ibandla lekatolika lilamandla ukwenza loba yini abayifuna ukuyenza, ha? Ngathi, futhi ubiza abafundi amakatolika? Wathi, yebo. Ngathi, mnumzana, ngile Josephus, ngile Fox's Book of Martyrs, ngile Pemberman's Early Age, ngile Two Babylons zika Islope, imbali zasendulo lezo ezikhona emhlabeni. Ngitshengise phakathi lapho, lapho ibandla lekatolika elake lagcotshwa khona, kumbe elake langena khona enhlanganisweni, iminyaka engamakhulu ayisithupha, emva kokufa kompostoli wokucina. Oh, wathi, sikholwa lokho ibandla elikutshoyo. Ngathi, ngiyakholwa lokho iBhayibhili elikutshoyo. Bona. Ngani, wathi, uNkulunkulu usebandleni lakhe. Ngathi, uNkulunkulu uselizwini lakhe. Futhi ngathi, uba, wathi, ngathi, iBhayibhili kalitsho ukuthi uNkulunkulu usebandleni lakhe. Kodwa iBhayibhili lithi, uNkulunkulu uselizwini lakhe. Ekuqaleni kwakukhona ilizwi, futhi ilizwi lalilonkulunkulu, futhi ilizwi lalingunkulunkulu, futhi lahlala phakathi kwethu. Unjalo, ngathi, uNkulunkulu uselizwini lakhe. Waphuma wakhuluma lokho, wathi, awu, besingeke siphikisane. Wathi, ngoba ukholwa eBhayibhilini, ngikholwa ebandleni. Ngathi, ngiyakholwa ukuthi iBhayibhili ilizwi likaNkulunkulu eliphefumulelweyo, futhi akula lokukodwa okuphikisanayo kilo, futhi ilizwi likaNkulunkulu, amacebo akhe alaphakade, okwezikhathi zonke ezizayo. Wathi izulu lomhlaba kuza kwedlula, kodwa ilizwi lami aliyikwedlula. Kunjalo, ngiyakholwa ilizwi. Waphuma waya kuNkosazana Fraser. Wathi, Nkosazana Fraser, ungasayina iphepha lapha uvumela ukuthi inkazana yakho ingaba lilunga lebandla lekatolika. Wathi, ngingangcono ngiye layo engcwabeni. Wathi, ihlazo kuwe. Wathi, kumele ukuthi ubonge leyo nkazana iyaphuma kulo mbhedo isiya ebandleni lekatolika. Wathi, uthi ningabe kunguwe inkazana usiza ebandleni lami, kuyini ongakutsho mayelana ngakho? Oh, wathi lokho kwahlukile. Wathi, hathi akusikho. Wayekwazi ukuthi wayekwenye indawo lapho ethiya lo mfazi phandle lapho. Wayekwazi ukuthi wayekwenye indawo. Wathi, manje umnyango ofanayo ovuliwe lo ongene ngawo. Bona, yiyo indlela. Ungadelelwa, awufanelanga udelelwe. Uba uNkulunkulu engowakho, ubani ongamelana lawe? Kulungile, uhlupho lwakho kulamuhla ilethambo lesifuka kulokuba lethambo lomgogodla. Phelani uNkulunkulu lokulunga, umoya ongcwele ofanayo owehlela kulabo bapostoli langemuva ezikhathini, ulokhu usebandleni lakhe lamuhla, labo uNkulunkulu azembule kibo. Akusikho kuye othandayo kumbe kuye ogijimayo, kodwa uNkulunkulu otshengisa isihawu. NguNkulunkulu ngokukhetha kwakhe uletha abantu futhi avule amehlo abo. Wawungeke ukubone uyisiphofu futhi wawungasoze ubone ngaphandle uNkulunkulu avule ukuzwisisa kwakho. IBhayibhili lathi uyisiphofu futhi awuboni. Kakudingakali kuwe ukuthi uzame hayo yonke imfundo ukufundiswa owawungakuthola. Uyaqhubeka nje usiba isiphofu ngamandla. Manje lina Church of Christ lapha likhuluma lapho iBhayibhili elikhuluma khona futhi lithule lapho elithule khona. Lithini ngokunye kwalokhu? Lithule ngamandla kulokho. Kunjalo. Bona, kuthatha iqiniso elambulwe ngokukamoya. Khona-ke uNkulunkulu wehla phansi futhi azembule ngokwakhe futhi akuqinise ukuba liqiniso. Ameni. Ngiyamthanda na? Kunjalo. Nami ngiyamthanda. Ameni. Kulungile. Lonke lina ma-Methodisti lifuna ukuxhawulana izandla lama-Baptisti. Manje lina ma-Presbyterian. Manje wena uthi, mfowethu Branham, ungavalela phandle ama-Baptisti lama-Presbyterian abangapapa. Hachi mnumzana, angikwenzi. Ngiyabanaka abafowethu. Impela, angilandaba loba wawungapapathizwanga lakanyunyane. Nxa wapapathizwa ebizweni likaluba laseSheroni, iluba lesigodi lenkanyezi yokusa. Lokho kwakungasoze, lokho kungaba kuhle njengobaba ndodana moya ongcwele. Izihloko ezintathu nje. Wayeliluba laseSheroni, wayeyilo na umduze wesigodi, inkanyezi yokusa. Bonke labo sibili wayeyikho into eyodwa nje kumbe okunye kodwa nanku okuyikho umbhalo oqondileyo usebizweni likaJesu Kristu nxa ufuna ngendlela yombhalo lokho yikho kanye iyo indlela eqondileyo manje nxa ubhaphathizwe ebizweni likababa ndodana lomoya ongcwele uzwe njengokuthi kulungile ameni nxa kuyimpendulo enhle kuNkulunkulu ngesazela isicacileyo kuNkulunkulu ameni qhubeka phambili bona kodwa ngokubona kwami ngokwengxenye yami nxa wawungangibuza uthi mfowethu Branham ngibhaphathizwe kabutsha bengizathi yebo okwengxenye yami umfazi omncinyane weza lapha ngolunye usuku wathi inkosi yangibiza ukuba ngumtshumayeli angizange ngikukholwe lokho kungeke kwedlule engikukholwayo ukuthi angeqa ngale kwenyanga futhi wa ngathi awu lokho kuhle sibili dade wethu ngathi uyendile na yebo ulabantwana ababili yebo ngathi kuyini ngabe indoda yakho isindisiwe hachi ngathi uzakwenzani ngaye ngizamthiya ngekhaya ngathi leso isithiyo esikhulu udeveli ake wabalaso wena umfazi omuhle kwasekuqaleni futhi utsholobele phandle lapha enkundleni uzakuba isithiyo esijwayelekileyo lonqotshiweyo ngudeveli futhi indoda yakho ngekhaya indoda encinyane futhi umtshiyele abantwana laba ababili uzaqala ukugijima lomunye umfazi futhi laba abantwana baza kuba lomunye ubaba ezinye zalezi nsuku ngathi indawo yokuqala nxa uNkulunkulu ebiza umfazi waphikisana lelizwi lakhe ngathi manje nxa ufuna lokho kulungile ngathi manje ukudalula wena uthi inkosi ikuphe ukudalula uyafuna ukuphuma phandle iplatifomu ukuzame wathi yebo futhi uyabona lokho okwenzakalayo uyabona ikuthiseka ufanele kubuye elizwini nxa kungekho elizwini khona ke akulunganga kangilandaba ukuba amadlabuzane akho ayini akulunganga ameni lokho kuzwakala kukuhle ameni kulungile
Walk in the line, such a beautiful line. Come where the dewdrops of mercy shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. All ye saints of light, proclaim. Jesus, the light of the world. Then the bell of heaven will ring. Jesus, the light of the world. We'll walk in the light, such a beautiful light. I'm where the dewdrops shine all around us by day and by night.
Manje ngifuna wonke umuntu achibilike futhi aqhawule izandla ngendlela ezine lo muntu wonke manje lapho sihlabela le njalo Yawathanda ama Methodist, wothini amen, ama Baptist, ama Presbyterian, ama Catholic, oh, yabathanda bonke, wothini amen. Sikhawulana izandla lapho sihamba. Singakahlabeli ingoma yethu yokuphuma Manje kwenzeka ukuthi ngiza kuba lapha njalo ngesonto. Manje emva kwalokho angiyi kuphenduka njalo futhi kuze kube ngemva kwekhisimusi. Ubona ngoba ngiya eMichigan, ngisuka eMichigan ngisiya eColorado, ngisuka eColorado ngisiya khonale eIdaho, ngisuka eIdaho ngiye khonale eCalifornia. Futhi sizaphenduka futhi kwenzeka ngifuna ukuthi ningikhulekele. Ngiza kuba seWaterloo eLowa ekuqaleni ukwazi bandlela ngosuku lwamathumi amabili lani kuze kube ngunhlolanja usuku lwesibili. Bona leyo nkundla enkulu lapho ngisanda ukuthola ucingo isikhatshana esedluleyo futhi ngilakhathesi kuze kube yisonto okukhuleka. Bona eWaterloo eLowa osekuseduze manje. Kodwa manje kumbula lilalele umsakazo womfowethu ngehola lesificamulo emunye ntango omgqibelo ekuseni. Sizambiza futhi simazise futhi lokho kuzakuba ku-WLRP abane bezomculo bakonevayili ngehola lesificamulo emunye ntango omgqibelo ekuseni. Sizaku ngingafiki ekuyithatheni umfowethu Nevile uzaqedisa imibuzo. Ungakwenza mfowethu Nevile okanye sonto ekuseni? Hawu khangela nga ungangena othiphweni ngizagijima lawe. Uzakhangela kulungile, kulungile. Manje ngalifuna ukuba kwazi umbaptisti okholwa ekumemezeni yilo uhlobo lokumemeza engikholwa kilo. Lo mama omdala uhlezi nje lapho futhi umoya weza phezu kwakhe waqala ukuklabalala. Wayengenelisi ukukubamba wabuyela emuva futhi wagona indodakazi yakhe. Yiyo indlela engithanda ukukubona ngayo. Amen. Lokho kuhle kakhulu, indlela yakudala, imizwa ezwakala enhlizweni. Oh minabo, umdala, umdala oselesikhathi osevuthiwe ongcwele oselungele ukuya ekhaya enkazimulweni olindele nje isamanisi. Uyabona nje esiba lesikhathi esimangalisayo. Kulungile mfowethu Nevile, manje loba yini afuna ukukwenza.